Ngiyabonga kakhulu mfowethu Nevi. Ukusa okuhle bangani. Kulithuba ukuphenduka lapha eThebanekeni. Njalo lokhu kusa ukuqhubeka ngombiko lo omkhulu esizama ukucacisa. Li viki yamachumi ayisikhombisa kaDaniel. Futhi siyathokoza ukubona abanengi ababutheneyo kulolu suku oluchisayo. Futhi kanti siyaxolisa ukuthi asilandawo yokuhlala. Ukubona abantu abaminyaniswe ndawonye njengalokho futhi bemile la kukwenza kungabambeki kuhle. Futhi lingahlalisekanga njengalokho elifanele libe yikho. Kukwenza kube nzima kini ukukuzwisisa. Kodwa siza kwenza konke esingakukwanisa ukuba kuphangise. Futhi lamuhla ngithemba ukuthi liza kwenza nxa ngiphuza kancinyane ukuthi liza ngixolela ngoba lesi isikhathi sokubethelela phansi kwalumbiko isikhathi sona sokubethelela phansi siwubeke enhlelweni ezintathu ukuze sibe leqiniso ukuthola. Manje yebo sibili ibandla elibonakalayo liyakwazi ukuthi lezi kumbe limbiko iyathetshwa futhi ayathunyelwa emhlabeni wonke jikelele. Ngokwenzakalayo izizwe zonke ziyemkela amathepulawo emhlabeni wonke jikelele. Futhi ngingathanda ukutsho lokho kubalaleli bethepu loba ngapho lapho okhona kuloba yiphi indawo yasemhlabeni okuyo. Ukuthi kungaba lezinto phakathi lapho ongabe ungavumelani lami phezu kwemfundiso leyo engiyenzayo. Kodwa ngingathanda ukutsho bazalwane mhlawumbe ukuthi nxa ungakucasisa ngendlela okubone ngayo kungabe kwahlukile kulokho engingakukholwa. Kodwa ngizathokoza ukulalela kulokho ongakutsho futhi kungomcabango lo engiletha ngawo imibili le evela ilizwi likaNkulunkulu enhlizweni yami kungokwakha ibandla lonke ibandla umhlaba wonke ibandla likaKristu emhlabeni wonke. Futhi ngiyakukholwa ngempela ukuthi siphila osukwini lokucina. Futhi imizamo yami ukucasisa lokho futhi kanti ngingazami ukukwenza khona ukukufuqa enye indlela kumbe leyini angikazi ngibe lecala ngokwazi kwami ngokwenza lokho. Izikhathi ezinene abantu bezwa okuvela ethephini futhi bathi awu angivumelani lalokho akayazi nje imfundiso ya ngawazi umbhalo awu lokho konke kungaba liqiniso bona ngingeke ngithi lokho akusilo qiniso. Kodwa kimi ngiyakutadisha ngingathathi loba aphi amazwi ngiyabala lokhu amanye amadoda abakutshoyo futhi ngibathakazelele yonke into loba ngubani ayitshoyo ngiyayithakazelela. Kodwa ke khona ke ngiyakusa kuNkulunkulu futhi ngiyahlala lakho ngize ngikucasise kusukela kuGenesis kusiya kusambulo futhi ke ngikubone konke kuxhumana leBhayibheli futhi ke ngiyazi kuseduze leqiniso. Futhi ngoba lapho oqonde khona kuyindawo eyodwa kuphela leyo engisuke kiyo emzileni futhi mhlawumbe lapho ophambanise khona kumbe uqonde khona yikho lapho engisuke khona emzileni futhi kutshintshana. Ngakho siyalithakazelela lonke lina bantu abahle eliphakathi lapha kumbuthano lokhu kusa lakini lina bantu abahle abezwa amathepulawa futhi konke okwenziweyo konke kungokombuso kaNkulunkulu. Ngilabangani abaningi abahle kuwo wonke umhlaba engibathakazelelayo sibili futhi ngiyakholwa ukuthi ngiza kuqeda ilaphakade kanye labo. Futhi akusoze kube senhlizweni yami ukuzama ukukhohlisa labo abantu loba kanjani kodwa ukuzama ukugcwalisa yonke into leyo engingayenelisa ukubasiza. Ngizwa njengalokho uSolomon akwenzayo lapho ekhuleka futhi esithi nike inhlakanipho ukuze enelise ukukhokhela abantu bakaNkulunkulu. Lo ngumkhuleko wami opheleleyo engisebenza labo kanye lami lapha ngalapha ngibona umfowethu Mesa nomfowethu Roy Borders nomfowethu Nevi lo Billy Paul indodana yami uJean ulapha kwenye indawo nabazalwane uTed labo ngiyabathakazelela bonke abantu laba ababuya ukuzongincedisa. Ngiyakhumbula lapha kungasikude Umfowethu liyo umbono abalawo iphupho walibiza kanjalo ngobunye ubusuku lapho siqala ukuhlangana ukuthi wabona isiqongo sepiramide esikhulu khona phezulu emoyeni futhi ngangiphezulu lapho ngithumayela kwenye indawo futhi wakhwela phezulu ukubona lokho okwakumayelana ngakho futhi lapho efika phezulu lapho kulesi siqongo ngani wathi khona kude kokungathi ikukhanya okuyisilifa kumbe njengomganu ngangimile ngichumayela ebantwini futhi wangikhanga futhi ngakhangela khona ngakuye futhi wathi waphuma njani phandle lapho ngangingaphuma njani phandle lapho ngathi liyo akula muntu ongaphumela phandle lapho uNkulunkulu kumele alethe umuntu la manje awumelanga uze phezulu lapho uza kwehla phansi futhi ufakazi ebantwini labo phansi lapho emva kokuba usubonile ukuthi kuliqiniso ukuthi lokho kuliqiniso uliyo wehla ebuyela phansi ukufakaza ebantwini sokube lesikhathi eside okunganani lokho kwenzakala mfowethu liyo iminyaka ethile akunjalo na iminyaka ethile usukela lapho ngokwazi kwami ubethembekile ekwenzeni lokho fakazela abantu ukuthi inkonzo ivela kuNkulunkulu manje futhi angifuni ukuthi ivele kimi nxa ivela kimi khona ke ayilunganga ngoba akula kulunga emuntwini bona kumele ivele kuNkulunkulu manje lapho ngikhangela ndawo yonke izolo emini ngixawulane izandla lomngane wami uForward West angikamboni manje esakhiweni yebo sengimbonile manje lokhu kusa futhi liyazi ukuthi laba bantu bachayela okude okunganani yonke indlela kusukela phansi e-Alabama okwangesonto ukufika lapha kusukela phansi e-Alabama Forward Welch Evans angimbonanga isonto edluleyo omunye umuntu wathi ubekade elapha lamuhla labo bantu bachayela bevela eTifton Georgia ukuba lapha futhi umfowethu ohlezi lapha abanye bakhe abaningi sibili umfowethu Palmer ovela eMacon Georgia futhi ngiyabona ngiyakholwa udadewethu Angren labo ngemuva ngale bonke bavela yonke indlela eMemphis eTennessee manje ucabanga futhi abanye abavela kwezinye indawo ngihlangane nje le nkosikazi phakathi lapha evela yonke indlela eSouth Carolina manje ucabanga ukuthi abantu la ngangikhangele ngale eChicago lendawo ezihlukeneyo nje bechayela amakhulu lamakhulu amamayili ukuzongena nje inkonzo khona ke lapho befika lapho akula ndawo yokuhlala phansi kungela kamelo eliphephetha umoya isakhiwo esidala esichisayo esokuma phakathi usesula izithukuthuku bethatha imali etafuleni ebantwaneni babo ukuza lapha ukuzolalela lo mbiko utsho ukungitshela ukuthi akula ngaphetsheya kwalumfula kwenye indawo ukuthi kule ndawo abaya khona ngolunye lwalezi nsuku na sibili ikhona lokho ikuthembakala labo bantu ngababhadala okwejumi kwababuyi kuphela bayaletha okwejumi kwabo leminikelo futhi bakulethe endlini yenkosi bezama ukwenza okuhle uNkulunkulu abusise kakhulu abantu abathembekileyo njengalokho isihawu sikaNkulunkulu lomusa ube kanye labo ngiyabona umngane wami uCharlie Cox labo abavela eningizimu yeKentucky futhi nje landawo zonke uyakhangela ngalapho ubona abantu abavela endaweni ezehlukeneyo leli jaha elihlezi lapha angenelisi ukubiza ibizo lakhe ngahlangana laye eChicago kodwa uvela kwesinye isikolo seBhayibheli esikude lalapha kwenye indawo akunjalo na Springfield, Missouri, isikolo seBhayibheli seAssembly of God yebo awukuhle uyabona bayabuya nje bevela yonke indawo kuleli bandla elincinyane lakudala cabanga nje phose iminyaka engamashumi amathathu edluleyo lapho ngibeka ilitshe lekhona lokho kusa ngangimile lapho ku-7th Street ibanga lebhuloku elilodwa kude ngangingakathathi lapho ngangisaselijaha nje futhi ngabona umbono wabantu begcwele futhi beminyene phakathi lapho bevela yonke indawo futhi ngangithokoza sibili ngimile ngemuva kwepulpiti futhi yikho lapho angitshela khona kodwa leli akusilo thebhanekeli lakho futhi wangihlalisa phansi ngaphansi kwesibhakabhaka futhi liyazi yonke indaba elotshwe ekhasini leBhayibheli elilele elitsheni lekhona lapho. Ngiyathokoza sibili. Ngani lina bani? Angeke. Lokho kuncinyane sibili. Ukuthi nje awu ngiyathokoza ngani? Kodwa ngiyalikhulekela. Ngiyakholwa kini. Ngiyakholwa ezehlakalweni zenu zikaNkulunkulu. Angikholwa ukuthi indoda kumbe umfazi engachayela amakhulu lamakhulu amamayela ukubuya lapha ukuzotshengisa ukuba luhlobo bani lwempahla abazigqokileyo. Angicabangi ukuthi bangakwenza lokho. Hatshi. Abangeke babuye lapha nje ukuzobona. Babuya lapha ngoba basebujuleni laseqinisekene ngosindiso lweliphefumulo yabo. Umkhuleko wami ukuthi uNkulunkulu ngisize ukuba mhlawumbe ngiqiniseke okuyingxenye yakho nje ukuzama ukujumayela kibo ngakho konke okusenhlizweni yami futhi ngikhangele kuNkulunkulu. Umbiko liyabona lokhu kuzo udwetshiwe lapha. Eblackboarding lapha, kuyikwenza nje ukucasisa lapho, ngiqhubeka ukuzama ukwenza ukuthi lingazwisisa lokho engizama ukukhuluma ngakho. Futhi lawo amaviki angamachumi ayisikhombisa kaDanyeli, abengesinye isifundo esikhulu, insuku ezimbili lobusuku obubili, phose bengise ekupheleni kweviki lapha, bengiphezu kwakho, ngizama ukuthola amazwi okutsho aweqiniso. Kufanele kuhambelane lalo lonke iBhayibheli, bona awungeke nje ukuthathe khona umbhalo owodwa nje omncane futhi wenze ukuzwisisa futhi ke uthi awu lokho yikho lokho okukuchoyo futhi ke ubusujibilika futhi uthi awu kodwa ngangapha kutsho enye into uphikisana lalokho. Angeke kwenze lokho. Kufanele kutsho into efanayo sonke isikhathi. Nxa ungeke ngani lokho khona ke uphambansekile futhi yiyo indlela engizame ukukufundisa ngayo. Kanje kumathepu, njengokuba kukumathepu, ukuxothozo okukhulu engilakho kumathepu kubazalwane bami phandle kuzindawo ezahlukeneyo zomhlaba, ngikukholwa emseni kaNkulunkulu ukuthi ngifundisa ngendlela engifundisa ngayo ukuthi samiselwa ngaphambili umhlaba ungakaqalisi. Bazalwane bami bamaPentecost, yebo sibili, ngiyazi ukuthi imbono yenu ngeyomthetho bona futhi ngiyazi ukuthi kuyaphazamisa kancane imibono yenu. Kodwa ungakwenza njengomfo wethu ongumKristu, ungakupha nje ukunakana okweneleyo ukuya emadolweni akho phambi kukaNkulunkulu kanye leBhayibheli lakho futhi ucele uNkulunkulu akucasisele khona. Ungakwenza lokho na? Ungathatha umbono wezomthetho futhi uzame ukukwenza kuhlangane kusukela kuGenesis kusiya kuZambulo. Futhi inzalo yenyoka yiyo engumbulali abantu abaningi abakukholwa lokho. Kodwa nxa nje ungabala kuGenesis, iBhayibheli lathi inyoka yayilenzalo futhi ngizabeka ubutha phakathi kwenzalo yenyoka lenzalo yomfazi. Ngakho inyoka yayilenzalo futhi nxa inzalo yenyoka yayingekamoya, khona ke uJesu wayengayisuye muntu, ngakho inzalo yomfazi yayingekamoya. Bonke babelenzalo futhi ubutha bulokhu busasekhona. Inyoka yayilenzalo futhi nxa ungathatha nje iBhayibheli lakho futhi uguqe phansi ubeqotho phambi kukaNkulunkulu, ngiyakholwa uNkulunkulu uza kwambulela. Futhi nxa ungakuzwisisi, ngikhona loba nini ukwenza ubungcono bami ukukuncedisa ngencwadi kumbe ngokubonana kumbe yini leyo engingayenelisa ukuyenza ukukuncedisa. Ngoba siyananzelela ukuthi lokho akusindisi muntu futhi kakulahli muntu, kodwa kuletha kuphela ukukhanya phezu kwesifundo leso esizama sonke kanzima ukwenza abantu bakubone. Bona kuletha kuphela ukukhanya. Manje kumputhano obonakalayo ngitsho lokho ngoba amathephu liyabona futhi amathephu lawo ahamba konke indawo zonke. Manje kasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje phambi kokuba sisondele kumsunguli waleli lizwi. futhi bangaki kumbuthano lokhu kusa abalesidingo. Usithi nje ngilesidingo, oh Nkulunkulu, woba lesihawu kimi, iNkosi ibusise. Futhi kulabo abaza kuzwa ithepu lapho liyizwa, uNkulunkulu makakuphe isicelo sakho. Baba wethu osezulwini, singabantu abathokozayo kanti singabantu abangafanelanga. Kodwa sisondela esihlalweni sakho somusa lokhu kusa ngenxa yokuthi sinxusiwe ukubuya. Oh Jesu wathi, ungacela ubaba loba yini ebizweni lami ngiza lwenza. Manje siyakwazi ukuthi lokho kuliqiniso. Futhi lapha kumbuthano, futhi laphandle elizweni lapho amathepu aza kuya khona, kuza kuba mhlawumbe amajumi ezinkulungwane zamaKristu azelwe kutsha abaza kuzwa lokho. Futhi siyakwazi baba ukuthi nxa sizelwe kutsha, ukuthi umoya wethu uzelwe ngokwaphezulu, kungumoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele phezu kwethu. Futhi siyananzelela ukuthi lowo moya ongcwele ulamandla wonke, futhi ungasenzela loba yini esikufisayo ukuba kwenziwe. Khona-ke baba osezulwini, singakucela wena ukuba ukhulule ukholo lwethu kulowo moya, ukuze wenelise ukusigcinela kulokho kusa. Futhi ngenkazimulo yombuso kaNkulunkulu izicelo zonke lezi lezifiso, ukuze sisiliswe emkhuhlaneni yethu lezinhlupheko, ukuze sikhonze uNkulunkulu wethu ngakho konke okungaphakathi kwethu. Vula indlebe zethu zokuzwisisa lamuhla, futhi lapho ngizama ukuletha njalo umbuzo lowo omkhulu, futhi ngiwucasise engqondweni zabantu. Manje ngilawo ubhaliwe lapha Nkosi phezu kwephepha, futhi udwetshiwe kuli blackboard ngichathi, kodwa ngingenelisi ngokupheleleyo ukukucasisa. Manje sibizela kuwe iNkosi enkulu eyabhala ilizwi, eyaliphefumulelayo, eyalinika kumprofeti uDaniel. Futhi siyakhuleka ukuthi uzathumela ukuphefumulela lokhu kusa kulezi nsuku zokucina, njengoba watsho ibhuku liza kuba livaliwe kuze kube yisikhathi lesi, ukuthi uzavula ukuzwisisa kwethu. Futhi makube lokholo endaweni ethambileyo enhlizweni yethu oluzavumela ilizwi libambe futhi impilo, futhi kulethe izihlahla zokulunga empilweni zethu, lokho okumiselwe ukukwenza ukholo lwethu kuNkulunkulu. Malusizuzele lokho kusa, ngoba silindele ngokuthobileyo manje, futhi sizinikela kuwe ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Manje siyathokoza ngalokhu kusa ngethuba elihle njalo ukuvula amakhasi lawo elizwi likaNkulunkulu elilaphakade. Manje isizathu sokuthi ngizethesile ukuba ngizame ukucasisa lokhu kungenxa yokuthi sidlula ebhukwini lezambulo, futhi sisandukudlula nje ezikhathini zebandla eziyisikhombisa. Futhi khona-ke ekucineni kwesahluko 3 sebhuku lezambulo, ibandla liyasuswa emhlabeni likhwela phezulu enkazimulweni. Futhi ngizama ngenhliziyo yami yonke ukuba ngilethe lokho ebantwini ukuthi bakhangelele enye into ukwenzakala, lokho abakubone kubhalwe ebhukwini lezambulo lapho kungabekwanga esikhathini sebandla, futhi sesiseduzane lasekucineni kulalokhu elikucabangayo. Ubusuku obumbalwa obedluleyo, uBhili eyami kumbe umalukazana wami bengisitsho wangibiza phakathi kobusuku, futhi wathi kwakule ndoda okuthiwa ngu-Andy Herman okuwumza wami wayelele esifa esibhedlela. Ngaphuma phandle ukuyambona, base bemdakisile kangako ukuthi wayeselele futhi angenelisanga ukukhuluma laye. Ukusa okulandelayo ngacela uNkulunkulu ukuba amgcine ephila ngize ngenelise. U-Andy yindoda elungileyo, kodwa wayengasomkristu nje, akasiye malume, ungumza wami, wathatha umza wami. futhi ke lapho ubabakazi uAde engitshela emile lapho wathi Bill yonke le iminyaka engamajumi ayisificamunwembili yempilo yakhe akamkhonzanga uNkulunkulu kodwa wathi amaviki amalutshwane adluleyo wayehlezi endlini yena ele minyaka engamajumi ayisificamunwembili ubudala ngoba akenzi umsebenzi wezandla kodwa wathi wambiza futhi wathi Ed uyazi ukuthini uKristu uze phambi kwami la imizuzu emibithwane edluleyo wamkhangela wathi and luyini uhlupho wathi hatshi wema khona lapho phambi kwami futhi wakhuluma olunye ulutho wathi kuyini akukhulumileyo sikhathi sesiphelile ukwedlula okucabangayo emavikini amalutshwane kusukela lapho amaviki amabili kumbe amathathu wayesewome umhlubulo futhi elele ewome umhlubulo esibhedlela isifa ngathi babakazi Ed usizi kuwe ngokungangibizi kumbe omunye umuntu ukubeka inhliziyo yakhe esimeni saleli hola asefike kilo kathesi ngacela inkosi ukusa okulandelayo lapho ngiwayengenelisi ukukhuluma ngakho ngambuza nje ngathi uyangizwa na malume Ed futhi wayevuma ngekhanda lakhe kancane futhi ahambise imihlathi yakhe ngamkhulekile ngamenza ukuba avume izono zakhe phambi kukaNkulunkulu ngangifuna ukumbhabhathiza futhi ubabakazi Ed wayefuna ukubhabhathizwa futhi ngehla phansi eholi ukubona intombazana ehlala esigabeni lapha ababe zayihambisa esibhedlela senhlanya futhi inkosi yamenzela into enkulu yena yaya ekhaya khona-ke emgwaqweni phezulu ngahlangana lodade onsundu futhi wathi awusuye mfowethu Branham na ngathi nginguye yena wathi uyangikhumbula na ngingunkosikazi Dry futhi ngathi yebo ngiyakholwa ngiyakukhumbula Pat Dry labanye ngathi yebo ngiyakukhumbula wakhangela phakathi kwekamelo futhi lapho sikwenza ngamangala ukuthi ngani wakhuluma lokho futhi lapho umalume Endi waphakama embhedeni futhi ehlezi lapho uhambisa izandla nengalo zakhe njengaloba ngubani ezama ukuthola into yombheda phansi ukuze asuke lapho futhi ahambe manje bayabuya ukuzobhabhathizwa ebizweni lenkosi uJesu yena lomkakhe ngakho kodwa lokho engakukhulumela khona isikhathi sesiphelile ukwedlula esikucabangayo futhi ngiyakholwa ukuthi lawa amaviki angamajumi ayisikhombisa kaDanyeli azakukuletha ekuzwisiseni kwethu manje abanengi babazalwane bethu bamaPentecost labo engibakhulumileyo ekuqaliseni eTheping ukuthi bayaphikisana lalokho badinga enye into enkulu elamandla kakhulu ukuba iyenzakale futhi bazalwane bami nxa lingalalelisisa sibili futhi hatshi futhi lilalele lizathola ukuthi enye into enkulu elamandla kakhulu isiyenzakele yadlula uJesu uselungiselele ukuphenduka ibandla lihamba esahlukweni 3 sezambulo akuchiwongo lutho phakathi lapho ngalutho kodwa into yokucina nje kwakuyisithunywa sokucina sesikhathi khona-ke sikhangelane lamaJuda kuze kube sekubuyeni njalo lomlobokazi esahlukweni 19 kusukela kwesesi 6 kusiya esahlukweni 19 konke kungamaJuda yikho lapho engifuna ukufika khona umfowethu olungileyo lapho esikhathini sezimpawu lezi umfowethu Hudu owayengumJehova Witness kuqala yena lemuli yakhe yonke lapha lokhu kusa ukuthi lezo inkulungwane ezingamakhulu amane lawo zazingasizo zazingelalutho lokwenza labezizwe bangamajuda bona futhi akusiwo mzimba ofihlakeleyo kaKristu emhlabeni lamuhla
umlobokazi yilo mzimba ofihlakeleyo ngomoya ongcwele siyabhabhathizwa emzimbeni lo ofihlakeleyo
manje siyakwazi lokho ebhukwini likaDanyeli lapho ebesibala khona siza kubala njalo ngoba kulibizwi lakhe esahlukweni 9 sikaDanyeli indima 24 Amaviki angamachumi ayisikhombisa amiselwe phezulu kwabantu bakho naphezulu kwedolobho lakho elingcwele ukuqeda isiphambeko, ukukhawuleza isono nokwenza ukubuyisana ngenxa yobubi, isiphambeko, inhlawulo yokuthula nokuletha ukulunga okungapheliyo lokunameka umbono lesiprofethu lokugcoba ingcwele ngcwele. Indima 25 futhi yazi ngalokho futhi uzwisise ukuthi kusukela manje yikho ebekade sikhuluma ngakho futhi sicine ngalokho leyo sonto edluleyo ebusuku ukugcoba ingcwele ngcwele. Nanku lapho esiqala khona lokhu kusa kundima 25 futhi ngalokho yazi ngalokho futhi uzwisise ukuthi kusukela ekuphumeni kwelizwi lokubuyisela lokwakha kutsha iJerusalema lelo lidolobho lakho elingcwele bona kuze kube Mesiya inkosi kuza kuba ngamaviki ayisikhombisa lamaviki angamachumi ayisithupha lambili futhi izitalada ziza kwakhiwa njalo lemiduli futhi lasezikhathini zenhlupheko. Langemva kwamaviki angamachumi ayisithupha lambili uMesiya uza kuqunywa kodwa kunge ngokwakhe nabantu bombusi ozayo baza kucitha idolobha lendawo engcwele. Nokuphela kwakho kuza kuba ngesikhukhula esikhulu futhi kuze kube sekupheleni kwempi incithakalo zimisiwe. Futhi manje khumbula lokho yikuphela kwempi silakho ebhodini lapho. Futhi manje sesiqalisa olunye ulutho futhi uya kuqinisa isivumelwano nabanenye okweviki eyodwa futhi laphakathi kweviki uza kubangela umhlatshelo lomnikelo kukhawuke laphezu kokusabalala kwezinengiso kuza kuba lomcithi kuze kube sekupheleni yikho kuphela futhi lalokho okumisiweyo kuzathululelwa phezu komcithi. Oh, isifundo esinganani. Ngathi kumkami ngolunye usuku angazi uba abantu bekuthola sibili. Manje ngifuna ukuthi likuthole linga nxa linga kumele sihlale lapha usuku lonke hlala nje manje sifuna ukuthola bona sifuna ukuba kwazi ukuthi kuliqiniso futhi lina nxa lingakubona nje kuphela futhi ngizacela mhlawumbe futhi ke emva kwakho ngizachiya le chat ilenga lapha futhi lingayidweba emva kwakho. Ngenani phakathi lapha limini loba nini ofuna khona ukungena futhi udwebe ichati lokunjalo kuzalisiza ukuzwisisa yiso isizathu ngibekile lapho ukuze likuzwisise. Manje asikhangeleni nje kancinyane emuva ukuze sithole isisekelo. Manje kwaku lo uDanyeli wayephathekile mayelana ngabantu bakhe ngoba wayebale uJeremiya umprofeti futhi wazwisisa ukuthi uJeremiya wayekhulume ukuthi baza kuba sekuthunjweni okweminyaka engamachumi ayisikhombisa futhi ke wasebona ke ukuthi base bevele bese kuthunjweni okweminyaka engamachumi ayisithupha lesificamunwembili ngakho wazi isikhathi sase siseduzani. Ngakho wabeka eceleni umsebenzi wakhe wonke wadosela phansi njengalokho okwakuyikho imisebenzi yakhe yansuku zonke. Wakhangelisa ubuso bakhe kuNkulunkulu wagqoka amasaka lomlotha futhi waya ukuyazila lokukhuleka ukuze azwisise ukuthi leso sikhathi sasiyakuba khona nini khona-ke siyathola njengoba ngikhulumile ngaphambili. Ungakuchibilikisa lokho ukuchibilikisele ngapho nje kancinyane nje ifeni iyedlulisa nje kancinyane ingenza ngiheleze khona ke ngiyabonga mfowethu. Manje ukuthi siyathola ukuthi uDanyeli wayefuna ulwazi lolu esenzela abantu bakhe futhi ngiyacabanga nxa uDanyeli ebala abaprofeti phambi kwakhe futhi wayela lolu hlobo lokuzwisisa ukuthi wayeseduzane lokuphela futhi wadinga uNkulunkulu ukufumana ukuba ukuphela kwasokuseduze okunganani. Khona-ke ngicabanga ukuthi silungisisiwe ngokubona ukuthi sesisekucinene komgwaqo kathesi. Ungagqoki isaka ngemilodo kodwa lahlanini izinto zomhlaba lokukhathala kwethu kwalimpilo futhi lidinga uNkulunkulu ukuthola ukuba yiluphi usuku lomnyaka esiphila kuwo ngoba siyabona sesisekucineni futhi ukuze ibandla lizile lokukhuleka futhi lilungiselele yikho ngizame ukuzithathela ngingazi ukuthi ngikucasise njani lokho ngoba ngikweqile ngasikhathisile futhi ngathi wona amaviki angamajumi ayisikhombisa kaDanyeli ngoba ngangingakuzwisisi futhi yikho ngizithathele khona kathesi ukuzama ukukucasisa futhi ngiyakholwa ngosizo lwenkosi ngingakwenza ngomusa wakhe ukukuletha la ukulitshengisa ukuthi siseduze okunganani ekubuyeni kwenkosi manje uDanyeli wayeseminyakeni emibili nje khona ke siyathola ukuthi lapho esemkhulekweni ingelosi uGabriel wafika kuye futhi akamcasiselanga kuphela lapho abantu bakhe bephuma ekuthunjweni kodwa njalo konke lokho okwakumiselwe abantu bakhe konke lokho okwakusalele abantu bakhe wathi kulamaviki angamajumi ayisikhombisa asasalele amaJuda khona ke siyathola ukuthi wayelenjongo kasithupha futhi enye yazo kwakuyikuqeda isiphambeko lokukhawuleza isono ukwenza ukubuyisana ngenxa yobubi ukuletha ukulunga okungapheliyo ukunameka umbono lesiprofeti lokugcoba ingcwele ngcwe futhi sathatha ngobusa kwesonto edluleyo uDanyeli esimeni sakhe phansi lapho ekhuleka isonto edluleyo ntambama sisipha imbhalo ukuze kuthi abantu bakubale lapho befika ngekhaya likubalile na likuthandile na ngiyamangalisa manje injongo ekasithupha futhi siyathola ukuthi kulinjongo yekasithupha ukugcoba ingcwele ngcwele siyathola ukuthi ingcwele ngcwele kuhlala kumela ibandla ithebhanekeli futhi into yokugcina eyayiza kwenziwa kwakuyikugcoba ingcwele ngcwele yiyo ithebhanekeli lemileniyamu aza kuhlala kulo ngesikhathi semileniyamu lelo esizahlala kilo manje lamuhla kathesi siyasondela ayini amaviki angamajumi ayisikhombisa futhi leyi ingxenye eqakathekileyo sibili amaviki angamajumi ayisikhombisa manje siyakwazi ukuthi imbhalo ayingeke iqambe amanga kufanele ibe liqiniso futhi nxa lingilosi uGabriel yabuya futhi yatshela uDanyeli ukuthi kulamaviki angamajumi ayisikhombisa kuphela aseleyo kumaJuda manje singabeka lokho esukwini lwesithupha kumbe kuviki yensuku ezikhombisa kodwa kusiprofeti kuhlezi kuphiwa ngemfanekiso futhi ke kungelakuthandabuza ukuthi phansi esikhathini bekulamakhulu aphindwe ngamakhulu abantu izifundi amadoda ayenelisayo ezama ukucasisa lokho la maviki angamajumi ayisikhombisa ayeyikho futhi ngabala okunenge kwezincazelo zabo ngakho futhi ngilokuthokoza kakhulu ngomnumzana Smith webandla le-Adventist ngembono yakhe ngiyathokoza kakhulu ngodokotela Lakini ngembono yakhe ngiyathokoza ngezifundi zonke lezi ezinkulu ngembono yazo kulokho futhi ekuyibaleni kuyangikhanyisela kakhulu ukuthi ngingathola indawo ezikhangeleka ziqondile kodwa ukuthola imbono leyo engangicabanga ukuthi ngingathanda ukuyicasisa ngadinga kusichazamazwi isikhathi ukuthola ukuba ukuthi isikhathi kutshona futhi siyathola lapha sile isikhathi lokwehlukaniswa kwesikhathi kuyini isikhathi kuyini iviki manje lokho kwakuyizinkulungwane ezintathu iminyaka engamakhulu amane lamajumi amathathu edluleyo kusukela lokho kwabakhona kusukela uNkulunkulu eqalisa ukusebenza lomJuda eminengi iminyaka eminengi edluleyo uDanyeli kwakungu BC futhi isikhathi leso sasiyi BC 538 iminyaka eyi 538 kungakabuyi uKristu lapho ekhuluma lokhu ngesikhathi isikhathi lokwehlukaniswa kwesikhathi futhi amavika ngamajumi ayisikhombisa khangela ukuba amavika ngamajumi ayisikhombisa ayezamusa khona ngani wayelokho eseBhabhiloni kumavika ngamajumi ayisikhombisa kukanti uNkulunkulu wamtshela ukuthi lokho kwakuyisikhathi sonke esasimiselwe phezu kwabantu manje ibandla lami lapha liyakwazi ukuthi eminyakeni yonke ngihlezi ngilitshela nxa ufuna ukuba kwazi ukuba yiluphi usuku lweviki okuyilo khangela ikhalenda kodwa nxa ufuna ukuba kwazi isikhathi esiphila kiso khangela lawo majuda yiyo kuphela inkomba sikhathi onkulunkulu kazange abele izikhathi ezithile kwabezizwe kwakungela banga elithile lesikhathi futhi yikho lapho engicabanga khona ukuthi ababhali abanenge abakhulu bakuxubanisa futhi babezama ukukubeka lokho kumajuda labezizwe ngoba wathi abantu bakho kodwa wayekhuluma kuDanyeli hatshi ebandleni abantu bakaDanyeli umJuda nxa wayekhuluma ebandleni awungeke ukwenze lokho usebenze loba ngapho ukhathana emuva langaphi kokubuya kukaKristu kuyedlula loba yiwaphi amaviki esiprofethi owawufuna ukuwabeka phakathi sekuvele sokwedlule kodwa wayekhuluma kumaJuda ngakho-ke umJuda uyinkomba sikhathi sikaNkulunkulu ngiyakhumbula lapha kungasikude lapho umfowethu Agambright waseCalifornia umsekeli kamongameli we-International Full Gospel Businessmen's Association wabuya endlini yami futhi waletha i-tape futhi hatch i-tape kodwa ifilimu ukuthi ba yemizuzu emithathu kuze kuthaye phakathi kobusuku lokho kwakuthethwe ngokucubungula kwezesayensi lapho ngibona lawo majuda ephenduka bebuyela eJerusalema ngabuya phansi lapha eThebanekeli futhi ngathi ngizwa sengathi ngibe lokuphenduka kutsha abane ngibeni liyakhumbula lokho ngathi ukubona lawo majuda ephenduka uJesu wathi kuMateyu isahluko 24 lapho ubona isihlahla somkhiwa sikhupha amahlumela aso liyakwazi lokho okufanele likukhangele bona amajuda ephenduka manje ngileminye imitho elotshwe lapho ngingathanda ukuthi ngingene kikho manje ngizathatha isikhathi sami ukuze lani likubhale manje konke lokho kuthatha indawo lezi manje si ngaphakathi kwesikhathi esikiso kathesi konke lokho kuthatha indawo kungamajuda akulalutho lokwenza lebandla lakancane loba yini kusukela kuzambulo isahluko 3 kusiya ku 19 akulani lokwenza lebandla awungeke ukwenze kuphume kahle akukho nje lapho manje ngifuna ukucasisa ukuthi lokho ngikuthole kanjani manje ebhodini abanengibeni bizabona ukuthi ngilokudwetshiweyo izikhathi ezehlukanisiweyo ukuba kubuya kanjani endaweni ukuze kwenziwe ukuthi wonke umuntu azwisise linga alikuboni ngasemuva ngiyathemba ngamabala amancinyane kakhulu futhi ikubhala kukabheki ngacabanga futhi lo umfanekiso ngangilomunye omubi kulalowo kodwa ubheki udwebe lowo owesithombe sephupho likaNebukadneza futhi ngicabanga ukuthi kukhangeleka kakhulu njengenkazana bheki ukwedlula indoda kodwa kungenani kuzanika ukwazi lokho esikufunayo manje nxa sibala eBhayibhelini ukuthi kulamaviki angamajumi ayisikhombisa amiselwe abantu manje ayilalutho lokwenza lebandla amaviki angamajumi ayisikhombisa akalalutho lokwenza lebandla nxa linanzelela lapha echatini ngilesikhathi sebandla ngaphakathi kwalawo maviki angamajumi ayisikhombisa silakho ngangapha umunye umfo wethu phansi eGeorgia wasidwebela lokho ngangapha lapho singena ezikhathini zebandla futhi sileqiniso siyazwisisa ukuba lokho kuchoni ubuhlophe lobu ebandleni lapha kutsho ukuthi konke kwakuyisipostoli Futhi ke esikhathi sebandla lesibili babele mfundiso yamanikolayithi kumbe babele misebenzi yamanikolayithi kwakungakabi imfundiso. Isikhathi sebandla lesithathu yaba imfundiso futhi esikhathini sebandla lesini kwaba inhlanganiso futhi kwaba yibuphapha besiRoma. Futhi esikhathini sebandla lesini nezo kwaba izikhathi ezimnyama. Liyananzelela bonke ubumnyama lapha bumela isinikolayithi kumbe isiRoma. Ingxenye emhlophe imela umoya ongcwele ibandla futhi lapho kuqalisa esikhathini sikaPawuli ongcwele. Lonke ibandla lonke lesipostoli laligcwaliswe ngomoya ongcwele. Khona ke izikhulu zaqala ukungena. Khona ke ekucineni babambana futhi benza ibandla elitsha elipheleleyo kulo. Futhi nje ibandla elincinyane lajiswa lakhandwa ngamatshe futhi ladliswa ezilwaneni lezinto zonke. Enguqulweni kweza uLuther kukhanya kancane, yabona, ensukwini zikaWesley kwaletha ukukhanya okuncane njalo. Kodwa esikhathini sebandla lokucina lapha isikhathi sebandla lamanikolayithi yiso isikhathi esihatshi amanikolayithi kodwa eseLaodikeya yiso isikhathi esiphila kuso. Uyananzelela akula kukhanya okuningi kakhulu. Omunye umuntu lapho bebona ukudwetshwa kwakho phezulu lapho wathi usizi kuwe mfowethu Branham lolu suku olukhulu lokukhanyiselwa. Ngathi ngingacabanga lapho sekusesethiwe. Lokho akukwenzi ngitsho kulunga. Lapho uthola abamsulu wasibili enhlizweni bezelwe kutsha ngomoya. Kumbula lesi kwakuyiso kuphela isikhathi sebandla leso uKristu akhutshelwa phandle kwebandla lakhe uqobo kuwo wonke. Silokuvuma okukhulu kodwa ngabe silakho esilakho yikho esikhuluma ngakho. Ngabe uKristu esebandleni sibili kuza kuba khona kwaba yingcosana. Manje kathesi ngasichazeni amaviki angamashumi ayisikhombisa kaDaniel. Manje ngingaphinda lapha njalo bathumayeli bevangeli. Nxa lingavumelani lalokho kulungile. Ehlukaniswe ezibangeni ezintathu. Njengalokho sithola kuDaniel 9 izibanga ezintathu. Kuqala ibanga leviki eyisikhombisa khona ke amachumi ayisithupha lambili okungamachumi ayisithupha lambili futhi ke ibanga leviki eyodwa ehlukaniswe kuzibanga ezintathu ezichiyeneyo. Manje ngilakho kwehlukanisiwe lapha ebhodini isibanga sakuqala isibanga sesibili lasekuzwisiseni kwami ngevangeli ngomoya ongcwele ukuthi isikhathi sokucina uNkulunkulu uyaphenduka njalo kumaJuda. Manje siyakwazi ngamavangeli wonke lawo uPawulu awufundisayo lamanye ukuthi uNkulunkulu uza kuphenduka njalo kumaJuda. Awu khona ke nxa eza kuphenduka njalo kumaJuda singakubeka kanjani emuva esikhathini sikaDaniel na? Kufanele sikubeke esikhathini lesokucina futhi kungemva kwebandla labezizwe selihambile ngoba usebenza lo Israyeli njengesizwe thina njengomuntu ngamunye. Manje ngilokulotshiweyo lapha lokho engizathanda ukulibalela lapho siqhubeke. Manje ukuphuma komlayo ukwakha utsha iJerusalema lokho kwakungosuku lwesi-14 lukambimbitho. Nxa omunye wenu efuna ukubhala phansi lokho ngesiHebheru uzathola kubizwa Nisan. Nisan okutsho ukuthi mbimbitho. Indaba yaphiwa ngosuku lwesi-14 lukambimbitho BC 445. Indaba yaphuma ubuya kwakha ukwakha kutsha itempeli. Liyakuzwisisa njengokuba lina bantu libalile imbhalo. Laze laqedwa lathatha iminyaka engamajumi amane lesificamunwemunye ukuqeda itempeli ledolobho ukulakha kakutsha. Futhi njengoba iBhayibheli likhulumile lapha uDaniel ekhuluma kumbe ingilosi kuDaniel ukuthi imiduli futhi lizakwakhiwa ezikhathini zenhlupheko. futhi abaningi bethu liyakhumbula lapho elakhiwa khona babelesitina sesamende esandleni esisodwa lenkemba kwesinye ukulinda isitha futhi laliza kwakhiwa ezikhathini zenhlupheko. Ngakho nanku lapha engithola khona lokho ukuthola insuku zami manje silamabili amathathu amakhalenda ehlukeneyo. Siyabuyela emuva kukhalenda endala yolwazi lwezinkanyezi futhi siyathola ukuthi kukhalenda likaJulius kulamakhulu amathathu namachumi ayisithupha lanhlanu lokukodwa kokune kosuku ngomnyaka.
Baya kubala lokho ngokwedlula kwesadisi lenkanyezi ezehlukeneyo lokunjalo. Baya kubala.
Manje siyathola ekhalendeni yesiRoma esiphila ngaphansi kwayo kathesi isuku ezingamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lanhlanu ngomnyaka ngekhalenda. Kodwa kweyesiKristu kumbe ikhalenda yesiprofethi sithola ukuthi kukhona kuphela isuku ezingamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha ngomnyaka. Manje ungamangala ukubana ukudideka lokhu kwabuya njani. Manje lokhu ngingakutsho kuphela kuyimi engikukhulumayo. Ngiyakholwa ukuthi emva ngaphambi kokubhidlizwa komhlaba ngamanzi ngemva ezinsukwini zikaJobe lokunjalo ukuthi babegcina isikhathi ngezinkanyezi. Futhi siyazwisisa kumbe ngemuva ngaphambili kwaleso sikhathi ukuthi umhlaba wawumi uqondile. Futhi ke esonweni somuntu ukuwiswa komhlaba futhi watyeka nozamcolo wabuya. Ngakho ke silentaba zeqa ezinkulu lokunjalo futhi konke phezulu langaphansi komhlaba kugcwele iqa. Siyakwazi lokho futhi umhlaba ngawuhlalanga uqondile uhlezi utshekile. Lokho kwawunyikinya wasuka lapho inyanga lezinkanyezi lapho ezazikhangele khona futhi kwakubeka endaweni engayisiyo kumbe kwawungeke ugcine isikhathi ngakho njalo futhi ngoba uhlezi ugobile uhlezi utshekile emuva. Ngakho ke kwawungeke uzitshaye zona inkanyezi ngasikhathisini ngoba kuphumile endleleni kuzo inkanyezi. Liyazwisisa na? Ngiyakholwa yikho okuyikho. Ulele emuva esimeni leso futhi lokho kuyatshengisa kuphela ukuthi lokho kuyisibanga sesikhathi nje. Kalikuboni na? UNkulunkulu akala zinto eziphuma endleleni. Uyakuvumela nje kusebenze njengalokho okwesikhathi esincinyane. Futhi ngiyakholwa ngeqiniso ukuthi into leyo yenziwa.
Futhi ensukwini lezi zokugcina kulapho uNkulunkulu aza kwembula lezi imfihlakalo ebandleni akaze akwenze ngaphambili. Futhi isizathu engazange akwenze yikugcina ibandla lilindile lokukhuleka isikhathi sonke lingazi ukuba kwakuza kuza nini.
Kodwa liyakhumbula kuDanyeli 12 wathi abahla kaniphileyo baza kuzwisisa ekugcineni kulolu suku lokugcina bona kuphiwe kuye. Umoya wenhlakanipho ubuya ungene ebandleni ukuba wenze ibandla libe kwazi ngesambulo sikamoya ongcwele. Ungenisa ibandla futhi usembula ukuba lusuku luphi esiphila kulo. Ngokufanayo njengoGabriel esiza kuDanyeli, umoya ongcwele ubuya ebandleni ezinsukwini zokucina ukwembula lezi ezinkulu ezijulileyo izinto ezifihlakeleyo. Liyakuzwisisa kathesina. Manje lokho kuza kuphela phandle lo nyaka wolwazi lwezinkanyezi kumbe unyaka kaJulius ikhalenda bona umnyaka weMasonic ngoba umhlaba utshekile. Siyakwazi sonke lokho kusukela ekufundeni esikolo futhi kungaphandle kwendlela. Ngakho ke ziyazona izinkanyezi zingeke zedlule emzileni womhlaba ngasikhathi sinye. Ngakho ke ikhalenda yesiRoma iphambanisekile layo ngoba awungeke ubeke ndawonye izinsuku kulezi zinto ezininge nje engingazitsho khona lapha. Lezo esizitholayo langemvelo ngokwayo iyasifundisa ukuthi kulezi nsuku kuphela ezingamachumi amathathu khona kanye ngomnyaka. Manje kasithatheni izambulo lapho esizafanele ukubana sihambe ngangapha ezinsukwini zabaprofeti ababili. IBhayibheli lathi baprofeta insuku eziyinkulungwane eyodwa lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha. Manje ungathatha ikhalenda yolwazi zenkanyezi izakukhutha sibili khona khathana kakhulu ekubeni iminyaka emithathu lengxenye. Futhi ungathatha ikhalenda yesiRoma esilayo lamuhla izakukhutha khona khathana kakhulu. kodwa ungathatha ikhalenda yesiprofethi futhi khona kanye kulenkulungwane eyodwa lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha insuku ezingamachumi amathathu ngenyanga. Bona, silensuku ezingamachumi amathathu kwezinye inyanga, amachumi amathathu lanye kwelandelayo, amachumi amabili lesificamunwembili kwezinye. Bona, siqubaqubekile sonke. Kodwa uNkulunkulu akalakho useqa yeqa phezulu laphansi emuva laphambili ukuchaya khona kanye ngokufanayo yebona umzana. Khona kanye ngokufanayo insuku ezingamachumi amathathu ngenyanga hatch amachumi amathathu lanye bese kusiba amachumi amathathu enye into. Bona kodwa lokho kwenziwa konke emnothweni omkhulu kaNkulunkulu ukugcina ibandla lilindile lokukhuleka lilungiselele woba lezambatho zakho zigeziwe egazini lewundlu. Kodwa ensukwini lezi zokugcina wathembisa manje siyabona lapho esiphila khona. Manje khumbula injongo eyodwa yikwenza lokho. Manje nxa kwakulesikhombisa khangelani kukhona sibili insuku ezingamachumi amane lesiyificamunwemunye iminyaka engamachumi amane lesiyificamunwemunye bengisitsho esikhathini sokwakhiwa kwethempeli isikhombisa ngamaviki ayisikhombisa esiprofeti amaviki ayisikhombisa ngoba kulamaviki ayisikhombisa amiselwe ithempeli ukwakha kutsha ithempeli futhi lakhiwa khona kanye ngeminyaka engamachumi amane lesificamunwemunye. Manje silomutsho wesikhathi samaviki ngoba nxa iBhayibheli lathi ingilosi yathi kwathatha amaviki ayisikhombisa kwaze kwaba yikwakhiwa kwethempeli futhi kwakuyiminyaka engamachumi amane lesificamunwemunye ukwakha ithempeli kusukela kumbimbitho 14 kuze kube BC 538 kwaze kwathi ithempeli labuyiselwa njalo lezitalata zabuyiselwa yona kanye iminyaka engamachumi amane lesificamunwemunye. Ngakho sitholani na ngoba nxa amaviki ayisikhombisa esitho iminyaka engamachumi amane lesificamunwemunye khona ke iviki eyodwa ilingana leminyaka eyisikhombisa futhi okuyisikhombisa kuphindwe kasikhombisa ngamachumi amane lesificamunwemunye yikho kanye nankoke. Ngakho manje akusela kucabangela futhi ngakho sesikwazi kathesi ukuthi iviki eyodwa yayisitho iminyaka eyisikhombisa selikutholile na. Ngasikukhulumeni ndawonye iviki eyodwa ilingana leminyaka eyisikhombisa. Manje siyakwazi ukuba sesikutholile iviki eyodwa ilingana leminyaka eyisikhombisa. Nanku lapha esesikhona lapha iviki lakuqala iminyaka engamachumi amane ekwakhiweni kutsha kwethempeli. Manje lumzila ophezulu lapha umela isizwe samaJuda lapho udabula phakathi lesi yisikhathi nje futhi lapho usehla phansi lapha uyehla phansi kwesizwe samaJuda ungena esikhathini sabezizwe khona ke uhambe phezulu njalo futhi ubambe uIsrayeli futhi ubuqubeka. Manje abezizwe kaba belwanga isikhathi esithile kwathiwa nje isikhathi sabezizwe futhi siyakuthula lo Jesu akazange ababele isikhathi ngoba siyathola ukuthi lapha kuLuka 21:24 wathi baza kunyathezela phansi imiduli yaseJerusalema kuze kuthi abezizwe. Makuthi ngicaphune lokho ngikucaphuna nje ngomkhumbulo mangikubali ngoba kuza kuba sethepini lapha futhi sifuna ukuqiniseka ukuba sikuthole kahle. Kulungile nxa lifuna ukuvula kanye lami ngiyo kuLuka ongcwele 21:24 ngikutatishe lokho ngokucacileyo ngakho konke engikwenelisayo. Futhi baza kuwa ngosiko lwenkemba futhi bathunjelwe kubani akhuluma ngayo amaJuda kwakuyikubhidlizwa kwethempeli ngo-AD 70 futhi baza kuthunjelwa ezizweni zonke. Manje khumbula hatshi nje phansi eBhabhiloni hatshi nje eRoma kodwa ezizweni zonke yikho lapho amaJuda akhona lamuhla izizwe zonke. Futhi iJerusalema iza kunyathelelwa phansi ngabezizwe kuze isikhathi sabezizwe sigcwaliseke. Kona ge, gule sikati esabelweyo, kodwa akula muntu okwaziyo ukubana kuza kuba nini, bona, kuyimfihlakalo, bona, isikhathi sabezizwe. Kodwa amaJuda, kona ge, singeke sabona isikhathi ngalokho, ibandla, loba lihlehlele emuva, kumbe loba liyaqhubeka, kumbe yini elikwenzayo. Ungeke ububone ngalokho. Kodwa khangela kumaJuda, nanso isikhathi sekhalenda. Liyakubona na uNkulunkulu wababela bona. Kanye usuku ihola lesikhathi kodwa akazange kwabezizwe. Wakwenza kumaJuda. Ngakho asikhangeleni amaJuda. Khona ke sizabona lapho esikhulu. Manje amaviki ayisikhombisa. Aye iminyaka engamachumi amane lesificamunwe munye sikuthole sobala kathesi ukuthi iviki eyodwa iminyaka eyisikhombisa iviki eyodwa iminyaka eyisikhombisa manje siyatshelwa kusukela ekuphumeni komlayo manje nanku lapho uhlupho olubuya khona manje siyatshelwa ekuphumeni komlayo kusiya ekwakhiweni kutsha idolobho kusiya kuMesiya futhi uMesiya wayenguKristu sibili kuza kuba ngamaviki ayisikhombisa la maviki angamachumi ayisithupha lambili kusenza amaviki angamachumi ayisithupha lesificamunwe munye bona kulungile futhi okuyisikhombisa kuphindwe ngamachumi ayisithupha lesificamunwe munye wenza iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisificamunwe munye lantathu manje liyakubhala phansi na nxa lifuna ukuthi ngikuphinde njalo ngingathokoza ukukwenza manje siyatshelwa kusukela ekuphumeni komlayo ukwakha kutsha idolobho kusiya kuMesiya kuza kuba yisikhombisa isikhombisa lokho ngokokuqala okokuqala khona lapho amaviki ayisikhombisa futhi lamachumi ayisithupha lambili kwenza amachuma ayisithupha lambili lokuyisikhombisa kungamachumi ayisithupha lesificamunwe munye amaviki angamachumi ayisithupha lesificamunwe munye okuyisikhombisa kuphindwe ngamachumi ayisithupha lesificamunwe munye kuza kwenza amakhulu amane leminyaka engamachumi ayisificamunwe mbili lantathu ngakho-ke kuze kube nguMesiya manje sesisiza phezulu endaweni leyilapha kuze kufike uMesiya kufanele kube iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisificamunwe mbili lantathu iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisificamunwe mbili lantathu Manje uJesu uMesiya wagibela edolobheni leJerusalema ngokunqoba emhlane wembongolo emhlophe ngesonto yePawu uMabasa 2:30. UJesu wagibela eJerusalema ngesonto yePawu 8:30 futhi kathesi manje kusukela ngoBC 445 kusiya ku-8:30 kuyiyo kanye iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa lanhlanu. Kodwa njengoba sesibonile ukuthi amaviki angamachumi ayisithupha lesificamunwe munye ayenza iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisificamunwe mbili lantathu. Manje nanko lapho uhlupho oluza khona lapho. Bona. Silakho kuphela kanye ngokuphawula kweBhayibheli lapha isikhathi kuphela iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa lanhlanu futhi ngempela kuyiminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisificamunwe mbili lantathu umahluko weminyaka ayisificamunwe mbili
manje uNkulunkulu angeke akwenze kukhuthi nxa wathi kuza kuba izinsuku ezinenge kangako kuyizinsuku ezinenge kangako nxa esithi kungako ngakho siza kwenza njani
Manje iBC 475 kusiya ku-AD 30 iminyaka kaJulius kumbe iminyaka yezinkanyezi engamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lanhlanu lokugodwa kokune kosuku kowodwa kodwa nxa siphungula zona insuku ekhalendeni yethu yesiprofethi manje mangime khona lapha imzuzu nje ukuze libe kwazi ukwedlula ithunzi elilodwa lokuthandabuza ngingeke nje ngithathe leyo ndawo eyodwa ngingakuthatha emibhalweni yonke futhi ngifakaze ukuthi lezo zinsuku eziyisikhombisa yileso sikhombisa iviki eyodwa yiminyaka eyisikhombisa ebhayibhelini Ngikwenzile nje khona lapha kuzambulo isahluko 13 kumbe isahluko 11 lendima 3 bona abaprofeti baza kuprofeta insuku eziyinkulungwane eyodwa lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha okuphakathi kweviki lokugcina lamajuda khona ke bayaqunywa le amagidoni ibisingena ngakho nxa lokho kunjalo nanku lapho njalo khona kanye insuku ezingamachumi amathathu ngenyanga bona khona ke akusikho insuku ezingamachumi amathathu lanye lezinsuku ezingamachumi amabili lesificamunwembili nokunjalo kuzinsuku ezingamachumi amathathu ngenyanga xathu ngasikhathi sinye ikhalenda yethu yesiprofeti iyasiletha ensukwini ezingamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha njengoba sisebenzisa kathesi emibhalweni silamakhulu amane lamachumi ayisificamunwembili lantathu xathu nanko ke amakhulu amane lamachumi ayisificamunwembili lantathu lapha sinobufakazi xathu besiprofeti lona kanye iqiniso ngoba kusukela ngesikhathi sokuphuma ukuyakwakha ithempeli kuze kube sekubhidlizeni lapho sebelahle uKristu futhi bambulala ngo-AD 33 lapho uKristu wabulawa kuyiyo kanye iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisificamunwembili lantathu manje kusukela ekuphumeni komlayo ukuyakwakha kutsha iJerusalema kwakumiswe amavidi ayisikhombisa okwakusitsho iminyaka engamachumi amane lesificamunwe munye futhi iminyaka engamachumi amane lesificamunwe munye yachaya khona nta awu kusukela ekwakhiweni kutsha kwethempeli kusiya kuMesiya kwakuyiminyaka engamakhulu amane lamachumi amathathu nesificamunwembili ngakho amakhulu amane lamachumi amathathu iminyaka engamakhulu amane lamachumi amathathu lane futhi amakhulu amane lamachumi amathathu lane isikhathi amachumi amane lesificamunwemunye kwenza khona kanye iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisificamunwembili lantathu kuchaya khona nta khona kanye osukwini usuku ngosuku amen nanko ke uMesiya umbusi uza kuza bona isikhombisa siphindwe ngamachumi ayisithupha lesificamunwemunye kungamakhulu amane lamachumi amathathu lamachumi ayisificamunwembili lane eminyaka khona kanye kukuchaye khona nta ngakho khona ke siyazi ngokupheleleyo siyazi khona kanye ukuthi umbhalo lo uqondile nanku lapho kodwa uyabona zonke lezi lapho uNkulunkulu elomhlaba ungakabhujiswa futhi wawubhubhisa ngamanzi futhi waguqula usuku olubalwa ngezinkanyezi futhi khona ke wayekela amaRoma bengena futhi benza ikhalenda yabo echaya iseqa lokunjalo futhi ngicabanga ukuthi loba la ku encyclopedia lapho ebengibala khona chono kanje umfowethu Kenny Collins ngabe usesakhiweni lokhu kusana uKenneth Collins uyazi lapho ungithumezela inqumbi enkulu yeencyclopedia uyakhumbula lokho na wangithumela khona lephose okugcwele irole yakho ngacabanga kuyini khona emhlabeni lokho umuntu oyimpatha njengami angakwenza ngakho konke lokho uyazi inkosi yayikukhokhela Kenny yikho lapho engathola khona ulwazi phakathi kwaleyo encyclopedia isikhathi futhi ngangidadisha futhi uBheki uyawasebenzisa esikolweni sakhe ngilawo phansi ekamelweni lami lokutadishela phansi ekamelweni lami lensitha esibuyeni esiphansi futhi sahamba phansi lapho futhi zalithatha futhi lapho zalikhangela futhi sakufumana khona kanye kuma calendar wonke lesikhathi esake sabakhona bona ngakho sakufumana nanko lapho khona kanye iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisificamunwembili lantathu kusukela ekuphumeni komlayo ukubuyisela isakhiwo kwaze kwaba yisikhathi sombusi uMesiya elahlwa wenza khona kanye iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisificamunwembili lantathu ngekhalenda manje uyabona thina sisebenzisa ikhalenda efanayo khona ngapha ngoba nxa uNkulunkulu wasebenzisa ikhalenda leyi lapha khona ke ufanele ayisebenzise isikhathi sonke eBhayibhelini kunjalo na uNkulunkulu kaguquki ngakho nxa amaviki ayisikhombisa hayi iminyaka engamachumi amane lesificamunwemunye amaviki ayisikhombisa njalo iminyaka engamachumi amane lesificamunwemunye iviki eyodwa iminyaka eyisikhombisa bona ngakho kuyakwenza nje kuphelele Futhi nxa kwachaya khona nta leso sikhathi kuza kuchaya khona nta njalo amen oh mina bo lokho kuyangi yaluzisa oh ngiyathanda ukwazi lokho engikhuluma ngakho ngiyakuthanda ngoba njengomfo omdala wathi phansi lapho eKentucky ngimi wathi ngiyathanda ukuzwa omunye umuntu ekhuluma owaziyo lokho akhuluma ngakho ngathi ngiyakuthanda lami wathi yilo uhlupho ngani bachumayeli alikwazi lokho elikhuluma ngakho awu ngathi ngiyathakazelela ukubabaza kwakho kodwa kulezinye izinto esikwaziyo lokho esikhuluma ngakho aha kunjalo ngiyakwazi ukuthi ngizelwe kutsha ngiyakwazi ukuthi ngidlule ekufeni ngaye ekuphileni ngiyakwazi ukuthi kulo nkulunkulu ngoba ngikhulume laye ngibe laye ekhuluma ngami futhi ekhuluma lami futhi ekhuluma kwabanye futhi engitshela ngabanye futhi ngiyakwazi ukuthi ungunkulunkulu kunjalo wayelungile kakhulu ukwehla phansi futhi wavumela umpikisha wami uthathwe laye lapho umhlaba wesayensi ungeke ukulandula futhi ngiyavula embhalweni futhi ngabona khona kanye ukuthi kugcwalisa lesi sikhathi sebandla khona kanye lokho okuthatha indawo ukuze ngibe kwazi ukuthi silapha amen manje singabe singafundani singabe singasobantu abamangalisayo kangako lezinto ezinjalo singabe singayisizo izikhulu kodwa siyamazi uNkulunkulu siyamazi ngoba kulomoya ongcwele bona futhi uyafanana ilizwi ngelizwi embhalweni khona ke siyakwazi ukuthi kuliqiniso siphila esukwini zokucina manje lapho khumbulani kathesi ukuthi umnyaka lo wesiprofeti wensuku ezingamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha ngomnyaka khangela entweni yonke imvelo nxa abanye benu bantu lingazwisisa loba labafazi okunjalo bona amachumi amathathu izinsuku ezingamachumi amathathu kubone nje imvelo yonke ibekwe kanjalo bona hatshi amachumi amathathu lanye amachumi amathathu amachumi amabili lesificamunwembili kumbe enye into kuzinsuku ezingamachumi amathathu xathu kumnyaka wonke yiyo ikhalenda yesiprofeti zona kanye insuku ezingamakhulu amane lamachumi ayisificamunwembili lantathu lapha silobufakazi bona kanye besiprofeti iminyaka engamakhulu amane lamachumi amane lanhlanu ngaphambili yayiqonde nta manje konke lokho kwakuprofitiwe ukuba kugcwaliseke futhi amaviki lawo angamachumi ayisikhombisa kazange enzakale lapho ngakho sokuchiyelwe okwensuku zokugcina manje manje bazalwane bami bamaphentekostali manje bazalwane bami beJehova uWitness liyananzelela na liyakwazi lapho inkulungwane ezilikhulu lamachumi amane lane ezabonakala khona na liyakwazi na ukuba zabonakala ngapi izimangaliso zonke ezinkulu zikasambulo khona esikhathini samajuda hatshi esethu akulalutho olurekhodiweyo kukho libandla nje lizilungiselela futhi liphuma qiniso ngamandla kaNkulunkulu siyenza izimangaliso lemisebenzi emikhulu siyakwazi lokho kodwa into eqotho yayingapha kumaJuda ngitsho aqotho amandla asebenzayo asebenza izimanga amane inkulungwane elikhulu lamachumi amane lani azibonakali lapho angase azibonakali esahlukweni sesi-3 zikhona embhalweni phambili futhi manje siyabona ukuthi umsebenzi lo wonke uya kuthatha indawo wawungapha kulesi sikhathi seviki yamachumi ayisikhombisa iviki yokucina manje nxa sebevele babala amaviki angamachumi ayisithupha lesificamunwemunye futhi bayiphila khona kanye ngendlela uNkulunkulu ayichoyo abayenzayo futhi kwayenzakala khona kanye ngendlela uNkulunkulu ayichoyo ukuthi iza kwenzakala khona ke kule viki eyodwa ethenjisiweyo kumaJuda manje bazalwane lungiselelani nje bona lalelani ukuthi siseduzani okunganani iviki yokugcina isikhombisa umnyaka wesikhombisa manje umuntu wonke uyazwisisa kuze kufike lapha nxa lizwisisa wonke umuntu uyazwisisa kuze kufike lapha ukuthi kuliqiniso ngokupheleleyo kuliBhayibheli kuyiminyaka yesiprofeto Manje siyabuya phezulu futhi sabathola phezulu lapha ekulahleni uMesiya bona kusukela kuze kube sekulahlweni kuka Mesiya iviki yokugcina. Manje ngifuna ukuma khona lapha okwesikhatshana nje futhi ngicasise lokho ukuthi lapho belahla uMesiya kwakulapho sebe yebo bamlahla uJesu njengomsindisi futhi bambethele. Kumbula ngangapha lokho iBhayibheli elakuchoyo futhi kuza kuqunywa kunge ngokwakhe uMesiya umbusi. Manje cabanga ukuba sachaya eduze okunganani leso siprofetho, ngifuna ukuba lokho kugxiliswe kini ukuthi nxa isiprofethi leso sachaya khona kanye osukwini khona kanye esikhathini futhi langendlela okwathi kuza kwenza ngayo enye le yesikhombisa le eyodwa amaviki ayisikhombisa aseleyo eyodwa iminyaka eyisikhombisa bengisitsho insuku eziyisikhombisa iminyaka eyisikhombisa izachaya khona kanye njengokombhalo. Manje khumbula waqunywa uMesiya amaJuda uNkulunkulu wema ukusebenza labo kabazange baye ndawo khona ke base behlakazwa ngumbuso weRome. Futhi khona ke nxa unanzelela echathini yami lapha ngifuna likubambe lokho manje futhi likudwebe uyananzelela lapha lapho engifake khona isiphambano yikho lapho abalahla khona kodwa isikhathi sengezeleleka nje kancinyane phambili kulokho bona ngani amachumi amathathu amachumi amane amachumi amahlanu amachumi ayisithupha amachumi ayisikhombisa iminyaka engamachumi amane esedlule uTitus indunankulu yeRoma yabhidliza uIsrayeli iJerusalema futhi yahlakaza abantu emhlabeni wonke. Uyabona uTitus iminyaka engamajumi amane isiyedlule, ngakho ngempela isikhathi samaJuda sengezeleleka kwaze kwathi ukugcwala. UNkulunkulu wayengasebenzi labo, wasebenza labo kuphela baze bamlahla uKristu. Khona ke lapho bebethela uKristu bamemeza igazi lakhe malibe phezu kwethu labantwana bethu futhi beli phezu kwabo kusukela lapho. Kodwa bengakahlakazeki lalelani omfo wethu bengakahlakazeki bonke emhlabeni wonke kwathatha uNkulunkulu phose iminyaka engamajumi amane ukudiliza iTempeli futhi lokubahlakaza kuwo wonke umhlaba. Kodwa uNkulunkulu wehluleka ukusebenza labo njalo futhi uNkulunkulu wehluleka ukusebenza labo njalo futhi waya ukusebenza labezizwe. Liyakwazi lokho, kuzwisiseni khona kathesi. Manje lapha siqalisa ezikhathi zebandla, isikhathi sabezizwe uNkulunkulu kude lamaJuda. Manje mfowethu missionary lokho kwaku kumaJuda, mfowethu oligugu othandekayo lapha kwenye indawo, nanku lapho engifuna ukuthi likubambe lokuzwisisa. Bona uNkulunkulu wekela ukusebenza lamaJuda khona lapho ngoba uNkulunkulu uhlezi esebenza loIsrayeli eyisizwe. Siyakwazi sonke ukuthi uIsrayeli uyisizwe abezizwe ngabantu futhi kwakumele athathe akhuphe abantu kwabezizwe okwebizo lakhe. Sizangena kulokho ngemizuzu emlutshwane. Kodwa manje kulezi izikhathi zebandla eziyisikhombisa esidlule kuzo esikhathini sabezizwe kusukela ekubethelweni kukaKristu kwaze kwaba sekupheleni kwezikhathi zebandla. Manje sikutholile lokho, sidlule kukho konke kusehla. Manje singena endaweni lapho esengachaya lokho, singene kuzimpawu eziyisikhombisa, izitsha eziyisikhombisa, amacilongo ayisikhombisa, lakho konke lokho futhi sikufanekise khona ndawonye. Konke kusebenza namaJuda lokwahlulela kukaNkulunkulu ebantwini abasemhlabeni lensali. Khumbula kulesi sikhathi esikhulu sokuzingelwa kulezi gidi zabezizwe eziza kufa kulokho. Lo mlobokazi olahliweyo, leyo leyo ntsali yenzalo yomfazi, intombi eleleyo, uyedlula kulokho, kucacile nje, njengalawa amaviki angamachumi ayisikhombisa, kucacile nje, futhi baza kwedlula kuwo. Ngakho nxa ungelamoya ongcwele, kungcono ufinyelele kuwo ngokuphangisa, ongakwenelisi, sisesikhathini sokucina. Manje nanzelela izikhathi zebandla eziyisikhombisa. Manje angisoze ngingene kuzo ngoba silazo kumathepu futhi sezifakwa emabhukwini lento yonke. Leso kwakuyisikhathi uNkulunkulu ayengazange athi kuza kuba lezi nsuku ezingako, amahola angako, kumbe iminyaka engako, akazange atsho lutho. Wathi kuze kuphelele isikhathi sabezizwe. Wathi kuze imiduli izakunyathelwa phansi uNkulunkulu aze ayekele ukusebenza nabezizwe. Manje siyathola ukuthi phansi kulezi zikhathi saba lomoya ongcwele engena. Futhi ke uNkulunkulu emuva ekuqaleni waqala ukukhuluma ke ekulahlweni kukaKristu. uNkulunkulu watshengisa uJohane khona kanye lokhu okwakuzathatha indawo ngesikhathi sokubusa kwabezizwe. Manje bona asila sikhathi esilinganisiweyo njengamaJuda, kodwa silesibonakaliso, silensika yesibonakaliso. Awu, uNkulunkulu wenza lamaJuda khona kanye lokho athi uza kwenza kuyo iminyaka engamachumi ayisithupha lesifica munwe munye, kumbe kwakuyiminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisifica munwe mbili lantathu, kodwa kumaviki angamachumi ayisithupha lesifica munwe munye, futhi iviki eyodwa eseleyo, iviki eyodwa nje isamiselwe. Manje asingeke siyibalele phakathi lapha, ngoba lokho ngabezizwe ibandla. Manje bangaki abakuzwisisayo lokho? Manje yizambulo. Kuqala ngesahluko 1 kuze kube isahluko 3 kuyasisa eLaodikeya. Manje siyabona khona kanye ukuthi kwakulibandla lonke, ibandla lomhlaba ngokwalo. uNkulunkulu kabalelanga isoni yena nje ngaphandle efuna ukusindiswa. Kodwa ibandla lomhlaba lalimhlophe lonke khona ke kwabuya amaNikolayiti ayefuna ukwenza inhlanganiso. Izikhulu zangena phakathi kwayo. Lokhu kwakuseNicaea eRoma, lapho bele kansili yeNicaea. Futhi kuyini abakwenzayo na? Benza ibandla inhlanganiso. Khona-ke baqala ukuzingela amaKristu. Khona-ke esikhathini sebandla elilandelayo kwaphosa isiKristu ngendlela yobhabhathizo lukamoya ongcwele. Lonke lesulwa. Kodwa-ke ukuthi lina bantu libekwazi ukuthi ngabuyela emuva futhi ngathola imbali obaba beNicaea, futhi obaba beNicaea yakuqala, futhi le mbali zonke zebandla, futhi le mibhalo yendulo engenelisa ukukuthola, futhi yonke yafakaza kini ukuthi ibandla uNkulunkulu ayekhuluma ngalo kwakungayisilo lelo bandla leKatolika eliyinhlanganiso, kumbe loba enye inhlanganiso. uNkulunkulu wayekhuluma mayelana lazo zonke lezo nkanyezi ezinkulu zesikhathi kwakungamadoda ayefundisa ubhabhathizo lukamoya ongcwele, ubhabhathizo ebizweni likaJesu Kristu, lokubuya komoya kaNkulunkulu, lokukhuluma ngendimi, lokucasiswa kwendimi, lokusiliswa lezimangaliso lezibonakaliso. Yikho lokho uNkulunkulu akwabayo. Angeke aguqule ingqondo yakhe athi awu, lo ngumqondo wami ngebandla, ibandla lesipostoli, manje umqondo wami libandla lezikhulu. uNkulunkulu kaguquli. Lokho kusengumoya ongcwele. Futhi siyakhangela futhi sikulethe. Khona-ke lapho sibona imvelo kaNkulunkulu lalokho yena, futhi-ke alethe umbhalo wakhe. Futhi-ke sithathe imbali ekutshengisa nje kuchaya khona nta khona kanye osukwini ezikhathini entweni yonke uNkulunkulu ayithoyo ngoJohane kuza kugcwaliseka kwenzakala kuleso sikhathi sabezizwe. Manje siyazifumana kungela kuthandabuza esikhathini seLaodikeya, siyakwazi ukuthi sikuso. Sidlule esikhathini seLutheran, sidlule esikhathini sikaWesley, manje sisesikhathini seLaodikeya, isikhathi sokucina. Futhi siyananzelela ukuthi ngalinye lalawo mabandla, hayi lesithunywa, siyakufumana lokho. Inkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe, okwakuyimimoya eyisikhombisa eyahamba phambi kukaNkulunkulu, linye lalinye lalilesithunywa. Futhi sehle phansi futhi safumana ngeBhayibheli imvelo yesithunywa eyayiza kuba yiso. Kwakuyimvelo bani leso sithunywa esasiza kuba yiso? Futhi sithathe umuntu embalini owayelaleyo mvelo. Futhi-ke lapho sithola leyo ndoda embalini yayilaleyo mvelo, siyafumana ukuthi yaye iyisithunywa kuleso sikhathi sebandla. Khona-ke siyathola ukuthi ngumoya bani futhi leyo ndoda yenzani futhi siyathola ukuthi wayengongcwele owayegcwaliswe ngomoya ongcwele u-Irenaeus ongcwele futhi labo bonke abanye nokolumba ongcwele lawo wonke lawo madoda ayegcwaliswe ngomoya futhi siyakwazi lokho ngombhalo ukuthi lolo hlobo lomoya wawufanele ube phezulu kohlobo lwalowo muntu waleso sikhathi sifanayo nanko lapho ngakho akungeke kuphambaniseke amen dumo kuNkulunkulu lokho nje angazi mfowethu lokho kwenza okukhulu kimi ukwedlula loba yini engazi ngayo bona ngoba kulilizwi likaNkulunkulu lizikhuluma lapho ngisizwa uNkulunkulu ekhuluma enye into ngithi amen kuliqiniso kunjalo bona lokho kuyayiqeda indaba sokuphelile konke uNkulunkulu watsho njalo lokho kuyakwenza khona awu uNkulunkulu wathi lokho kuzakwenzakala ngaleyo ndlela futhi sakufumana embalini futhi ngombhalo sasibala okwalesi sikhathi sebandla lokho elaliza kwenza lokho okwakuzathatha indawo kwakuluhlobo bani lwesithunywa kuleso sikhathi sebani kungilosi yebandla laseLaodikeya kungilosi yebandla leSadisi Tiatira zonke lezi ezehlukeneyo futhi siyabuyela embalini futhi sithole isithunywa salelo bandla futhi sathola ukuthi wayengubani ngakho ke sikudwebile lapha sabeka amabizo abo phansi kwakho futhi nampo belapho bona siyakwazi lokho kwachaya khona kanye manje futhi siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wayehlezi enjalo futhi ehlezi enjalo futhi emelana lenkolo yenhlanganiso yebona umzana kwakukhuluma amaNikolatiya lokho engikuzondayo nikhawo kutsho ukunqoba ibandla leyithi ileyithi li ibandla umzimba nikhawo kutsho ukunqoba ukwehlula ngamanye amazwi ukwenza umuntu ongcwele omunye phezu komunye sonke singabantwana sile nkosi eyodwa lo nguNkulunkulu silo yedwa ongcwele futhi lo nguNkulunkulu amen futhi uphakathi kwethu esimeni sikamoya ongcwele nguye lo ongcwele manje sehla phansi size siqiniseke sibili ukuthi kusiza ngesikhathi samaJuda siwatholile wona amaviki angamachumi ayisithupha lesifica munwe munye khona kanye ngembali ngekhalenda ngomnyaka kaNkulunkulu wesiprofeti siletha imbali yekhalenda yesiprofeti kusukela kuTestament elidala kusiya kwelitsha futhi kutshengisa kufanana qathu bona manje sithole ibandla labezizwe kwaseqaleni kusehla kusiya osukwini lokucina futhi siyakwazi siphila osukwini lokucina amen liyazwisisa manje khona ke nxa siphila kulolu suku lokucina ekucineni kwalesi sikhathi khona ke singaphi na nanzelela ngemuva lapho liyabona lowo mzila odwetshwe ngemuva phakathi lapho lapho uNkulunkulu asebenza lamaJuda kumbe akazange asebenze lamaJuda kwamthathela isikhathi eside ukuba afumane kwamthathela iminyaka engamachumi amane ukuba abeka esimeni lapho ayengaba labo becithwa ezizweni zonke yonke indawo ensukwini zabezizwe wenza okokubafaka esimeni angakenzi ilizwi lakhe ligcwaliseke bona lokho engikuthoyo na bonke abakuzwisayo uthi amen bona ngifuna ukuqiniseka ukuthi liyakuthola manje kuyini okwenzakalayo khangela phezulu esiqongweni salesi sikhathi sebandla lokucina bona lokho kwengezelelo okuncinyane insuku zabezizwe ziyaphela futhi okweminyaka yokucina engamachumi amane amaJuda abebuyela eJerusalema bebuyela elizweni lakubo haleluya bona lapho esikhulu kwathatha iminyaka engamachumi amane ekuqunyweni kukaMesiya kwaze kwathi uThithosi wachitha ithempeli futhi wahlakaza amaJuda sekube ngeminye iminyaka engamachumi amane uNkulunkulu ayenza lukhuni inhliziyo yenhlobo zonke zaboFaro kuyo yonke indawo futhi wachayela amaJuda abuyela ezweni lakubo kodwa lamuhla sebephendukile elizweni lakubo. Njalo futhi ibandla lisekuqineni. Amen. Oh, ngizama nje ukubala angenelisi. Nanzelela amaJuda aselizweni lakubo futhi bebebuyela nxa ungathola ukuphela kwempi yomhlaba wonke ivolume yesibili lapho uGeneral Allenby emva kwempi yokuqala yomhlaba wandizela eJerusalema futhi wayithumba futhi wathatha iJerusalema futhi amadoda lawo esiKristu bamacha bengena eJerusalema lengwane zabo zikhutshiwe futhi Allenby wasarenda engazange adubule umbhobho Gumbe, basarenda ku-Allenby amatheki. Futhi kusukela lapho, uNkulunkulu waya wenza lukhuni inhliziyo kaMussolini, inhliziyo kaHitler, inhliziyo kaStalin, inhliziyo zabantu, kulo lonke ilizwe bezonda lowo mJuda. Futhi ke inyoni ezinkulu ezehla phansi okuthiwa yi-Eastern Airlines kumbe i-Pan American Airlines kumbe loba yini okwakuyikho, ngiyakholwa, kwakuthiwa yi- TWA kwaku ku magazine iLife magazine ngiyakhumbula kwakuyiyo iLook kumbe iLife ngiyakholwa kwakuyiLife iminyaka nje emithathu kumbe emine edluleyo futhi uNkulunkulu ubebuyisela amaJuda elizweni lakubo ababengekho kulo okweminyaka eziyinkulungwane ezimbili lapho abezizwe besalungiselela futhi manje abezizwe sebekhuphele uKristu phandle kwebandla ngokutsho kukazambulo isahluko 3 akenelisi ngitsho ukubuyela ebandleni lakhe akulandawo yokuthi ayekhula ulahliwe futhi sekuyisikhathi sohlwitho bonke abahlengiweyo lapha lamacatha amancinyane njengalokho yikuya phezulu kwabangcwele ekuvukeni Liyabona sihlangana sonke la ndawonye iBhayibhelathi thina esiphilayo futhi sisasele ekubuyeni kwenkosi asoze sibandulele kumbe sibe inqabele labo abaleleyo yonke indlela kusukela lapha lapha nalapha kanjani umfowethu womPentecostal ungababeka njani bonke ngapha ebandleni lesikhathi seLaodikeya balele kuzo zonke lezi izikhathi belindele Futhi thina esiphilayo ixuku elincinyane eliseleyo ngapha sisala siphila kuze ukubuya kwenkosi akusoze kwenqabele labo abaleleyo ngoba uphondo lukaNkulunkulu uzakhala futhi abafileyo kuKristu bazavuka kuqala futhi siza kuhlithwa phezulu ndawonye labo amen kanye labo nanku silapha sihlangana khona lapha ukuyahlangana lenkosi emoyeni futhi nanko ke singaphi na Kuna lapho kungapi lapho uMesiya aqunywa khona kuna kanye lapho ilizwi elatsho khona yizaqalisela ngapi lelo viki lamajumi ayisikhombisa kuna kanye emva lelibandla seliqunyiwe khona ke uNkulunkulu uyabuyela kumaJuda galikhumbuli na kukhona lapho ibandla lihamba ibandla liyahamba khona ke amaJuda abesebamba angeni Kodwa kuqala into elandelayo ehlelweni akusiyo elamandla yelizweni imvuselelo yelizweni phakathi kwabezizwe into elandelayo ehlelweni ukubuya kombuso kaNkuluNkulu ukubuya kukaKristu manje nxa belifuna ukukwenza singaya emuva lapha kuDaniel isahluko 2 indima 34 lendima 35 futhi lapho uDaniel ephiwa isahluko 2 34 lo 35 Lapho uDaniel ephiwe umbono ukuthi insuku zabantu bakhe zase ziphelile futhi owesikhathi esithile futhi wabona abezizwe bengena futhi wabona umbono waleli litshe elikhulu lapha kumbe isithombe lesi esikhulu sasilekhanda legolide lesifuba sesiliva manje khangela kuba lukhuni isiliva kusiya kugolide okulandelayo amathangazi ensimbi kumbe amathangazi ethusi futhi ke inyawo zensimbi lemilenze kodwa amazwane kwakungamazwane alichubi futhi lawo mazwane ayeyinsimbi lebumba futhi wathi njengoba ubonile ukuthi insimbi ayingeke ixubane lebumba imibuso le iyahlukile ayisoze ixubane omunye lomunye kodwa baza kuxubanisa inzalo yabo ndawonye bezama ukwephula amandla omunye bona Manje kuyini okwenzakeleyo ikhanda legolide kwakunguNebuchadnezzar lokho akucasisayo wathi enye inkosi izakuza futhi ibe phansi kulawo okwakunguDarius amaMido oPersia bethumba umbuso wabezizwe owalandelayo ukungena emva kwamaMito oPersia kwakuyini amaGreek uAlexander omkhulu lokunjalo amaGreek athumba umbuso lowo khona-ke yiwuphi owathumba kusukela kumaGreek amaRoma futhi ngubani obuse umhlaba wabezizwe kusukela lapho amaRoma manje leyo kwakuyinsimbi khona-ke nanzelela iRoma ikhona kuze kube sekucineni ngoba yaya ekucineni kwamazwana futhi wabona udaka ibumba futhi labo ngabantu lokho esenzwe ngakho futhi insimbi amandla eRoma ihamba kuzo zonke lezo zizwe futhi iRoma inamandla kulo lonke ilizwe ngaphansi komhlaba lo muntu oyedwa emhlabeni ongamisa impi kumbe aqale impi ngaphandle kokukhuluma ilizwi elilodwa lo ngupapa aluba engathi akula mkatolika othatha isikhali lokho kuyayiqeda indaba mfowethu khuluma loba yini okufunayo ingxenye enkulu yomhlaba wesikristu kuyikatolika bona kulungile makakhulume ilizwi elilodwa yikho lokho okuyikho njengalokhu abakuthoyo lapha ngubani siyangena kikho mbayimbayi ngubani ongenelisa ukwenza impi lesilo ngubani ongakhuluma njengaso ngubani ongakwenza khona-ke asenzeni umfanekiso wesilo ngumanyano wamabandla yenza umfanekiso onjengaso bona manyanisa inhlanganiso zamasonto ndawonye lokho asebevele bekwenzile osesisekucineni nje yikho kuphela okukhona kukho mngani silapha ekucineni bona ngasenzeni umfanekiso wesilo into enjengaso umfanekiso yinto ekhangeleka njengenye into bona manje sisesikhathini sokucina manje nanzelela phakathi lapha ekucineni kwalesi sikhathi manje uDanyeli esahlukweni 2 le ndima 34 no-35 wakhangela lumfanekiso ngokuqaphelisa okukhulu futhi wawukhangela kwaze kwathi ilitshe laqunywa livela entabeni kungengezandla futhi lagiqikela phansi futhi lachaya isithombe enyaweni laphohloza lokho manje alizange liwuchaye ekhanda manje lasichaya enyaweni leso kwakuyisikhathi sokucina wona amazwane alithumi likunanzelele khona kanye lapha ngaphambili nje umnumzana esenhowa engakaphumi phandle umprotestanti wokucina owemelika khona ekhona kumongameli lokho engikuthandabuzayo ukuthi kuzakuba lo munye kodwa lapho ukutshengisa nje lokho abantu nje ukuba bavuke lapho ehlangana kwakule umhlangano wokugcina lo bona wahlangana leRussia kwakulamazwe amahlanu esikhomanisi asempumalanga ayemelwe amazwe amahlanu asentshonalanga umnumzana Khrushchev wayeyinhloko yamazwe asempumalanga umnumzana Eisenhower wayeyinhloko yamazwe asentshonalanga futhi uKhrushchev njengoba ngizwisisa futhi ngitsheliwe ukuthi ngolwimi lwesiRussia Khrushchev kutsho ibumba futhi Eisenhower kutsho insimbi ngesiNgisi nanso insimbi yakho lebumba akusoze kuxubane futhi wakhupha isicathulo sakhe futhi wachaya itafula ngaso la yonke enye into akusoze kuxubane kodwa kwakusensukwini zemibuso leyi ukuthi idwala ilitshe elaqethulwa entabeni kungengezandla lachaya isithombe enyaweni manje laqethulwa entabeni kufanele ukuba kwakuyintaba yelitshe laqethulwa entabeni yelitshe manje likunanzelele na manje bazalwane abangabatshumayeli labafowethu labodadewethu emhlabeni wonke ngokuzwisisa kwami iBhayibheli lokuqala elalotshwayo uNkulunkulu walibhala ezibhakabhakeni ngoba kufanele bakhangele phezulu futhi babone ukuthi kukhona uNkulunkulu ezulwini lo uNkulunkulu uphezu kwabo futhi nxa unanzelela kuzodi yakhe manje kungabi loba ngubani wenyu lina bantu ahambe lihlale laleli iBhayibheli lapha bona kodwa izodiac kuqala kuzodiac njengokuba ngizwisisa yintombi okokucina kunombolo yezodiac kuliyo isilwane lokho yikubuya kokuqala kukaKristu njengentombi ukubuya kwesibili yisilwane sesizwe sakoJuda bona khona-ke silesikhathi semvukuzane futhi njalo kusehla phansi kuzodiac Manje siyathola ukuthi kwakulelinye elilotshiweyo kumbe elinye elabekwayo futhi lawo kwaku ngamapiramidi. Ngikunanzelele kumapiramidi ukuthi kwaqalisa njani kubanzi ngaphansi njengentaba enziwe ngedwala elomileyo kwaya khona phezulu kwaze kwafika esiqongweni. Kodwa akuzange kwaba lesihloko esabekwa phezulu kwepiramidi, ipiramidi enkulu lapho eGibhite. Kupha eyakho inxa ule dola lephepha esikhwameni sakho, kupha idola lakho lephepha futhi ulikhangele. Futhi uzathola lapha uphawu lwemelika kolunye uhlangothi, futhi lakolunye uhlangothi ile ngangaphansi ipiramidi. Futhi phezu kwepiramidi ilitshe lesihloko, kodwa lilihlo elikhulu, futhi libizwa ngaphansi kwepiramidi leyi uphawu olukhulu. Kungani ingqungqulu yemelika ingayisilo phawu olukhulu? Lolo luphawu lukaNkulunkulu. Khumbula sasivame ukuhlabela ingoma encinyane yonke indlela usiya okuhlala ngeqiniso umphefumulo kulelihlo elikukhangeleyo. Inyathelo lonke olithathayo leli lihlo elikhulu liphapheli kulelihlo elikukhangeleyo. Kunjalo khumbula lapho sasivame ukuba lencinyane ijubhili encinyane sasisithi nxa utshontsha lokuqilibezela lokuqamba amanga futhi ebandleni ufakaze kulelihlo elikukhangeleyo. Manje uphawu olukhulu, manje siyazi futhi kangikuzwisisi ukulinganiswa kwepiramidi. Kodwa bengilitshela nje linabantu ekuqineni kokunye kwalokho kufundisa okuzayo ukuze likubone konke kuqubeka ndawonye. Manje ipiramidi yaqala ukumela ibandla ngokubanzi ngaphansi, futhi lapho lokho kusiza duzane lesiqongo yaqala ukuza kakhulu ekubeni ekubumbekeni kwefanela. Manje siyathola ukuthi kufika khona phezulu emcijweni wesiqongo, futhi kabazange ngitho bakuqede. Ngani, ngani, ngiyamangala ukuthi ngani, ngoba iBhayibheli lathi ilitshe lenhloko lalahlwa, balahlwa. Manje khangela isikhathi sebandla, laleli sani manje lingakweqi lokho. Isikhathi sebandla sibuye sivela ekuqaliseni kokuguqulwa uLuther emuva esikhathini lapho amatshe esisekelo abekwa khona okuyimfundiso yabapostoli. Khona-ke siyathola ukuthi lapho izikhathi ziqubeka kusukela kwesinye isikhathi kusiya kwesinye, ibandla laba yingcosana isikhathi sonke. Laze ledlula nje uLuther wachumayela ukulungisiswa, khona-ke ukuba nje ukuvuma ukuba ngumKristu babe kubulala insuku zokufela inkolo ababulawelwa inkolo. Manje siyathola ensukwini zikaWesley wawungumgiqiki ongcwele nxa wawuvuma uKristu ngaleso sikhathi leyo Methodist entsha.
Abantu baphuma phandle lapha lapho uWesley esiza lapha lo Asbury babele mihlangano lapha eMelika. Ngibala imbali yabo khona lapho ababelayo ezindlini zesikolo, amabandla abo lapha babengeke babelabo. Futhi ekugcineni bafika endaweni kwaze kwathi umoya ongcwele wawuwela phezu kwabo, futhi babewela esibuyeni, futhi babethela amanzi phezu kwabo, baba pephethe ngefeni becabanga ukuthi babeqalekile. Futhi bengikhona emihlanganweni yabo ngokwami eminyakeni yami yamachumi amahlanu. Futhi ngibabonile besiwa ngaphansi kwamandla omoya ongcwele kanjalo, futhi babethela amanzi ebusweni babo la yonke into ama-Methodist amadala akhululekileyo iminyaka eminingi edluleyo. Lokho kwakuyikuzingelwa. Manje khona-ke emva kokubana isikhathi leso sesedlule, isikhathi sikaWesley, kwabuya isikhathi sePentecost kobhabhathizo lukamoya ongcwele. Bona uyabumbeka isikhathi sonke. Manje khumbulani lelo litshe eliyinhloko lalingakabi phezu kwaso. Ngani babumba ibandla khona njalo kumbe ipiramidi ekubumbekeni ukuthi ihlalwe yilitshe lenhloko? Kodwa ilitshe lenhloko alizange libuye. Oh, liyabona lapho engikhona, aliboni na? Manje inkonzo kusukela kuLuther kwaze kwaba sekupheleni kwePentecost kuleyo ngcosana encinyane phezu lapha, yiso isizathu ukukhanya kuphosa kuphume kulesi sikhathi lapho kukhalenda echathini. Isikhathi sePentecost, iPentecostali, hachi iPentecost yenhlanganiso yamasudo, ngoba benza khona kanye njenge Laodikeya, banga ma Laodikeya, benza njenga ma Nikolaitiya, bazihlela. Kodwa ibandla leqiniso, umhlaba wonke, libumbeke endaweni okubuye khona inkonzo phakathi kwayo, khona kanye njengenkonzo kaJesu Kristu. Manje batholeni, bangenisa into esimweni. Manje kuyini okulandelayo? Leli ilitshe elilahliweyo ele piramidi laqetshulwa entabeni. Kungelani? Ngezandla. UNkulunkulu walithuma. Liyakubona na olahliweyo? Ilitshe elilahliweyo liyinhloko yalokho. Kuyinhloko ilitshe, ilitshe lesihloko. Futhi lo uqobo abamlahlayo esikhathini sabezizwe nguKristu. Futhi uKristu akaqunywanga futhi wabekwa phakathi lapha njengommeli kumbe indodana kaNkulunkulu kumbe esinye isikhulu ebandleni, ungumoya ongcwele. Futhi isihloko sephiramidi kuza kuba nguKristu esiza, liyakubona na? Manje ngenxa yokuthi basekubumbekene, bona lapho engithole lokho kubumbekile lapha njengephiramidi, ukuvuka kwabangcwele kwenza ukumatsha besiya enkazimulweni. Liyakuzwisisa kathesi na? UKristu, ilitshe lenhloko, ilitshe elilahliweyo, ilihlo elibona konke, lisiza khona kanye njengalokho iBhayibheli elakutshoyo. Futhi uDanyeli wathi wabona lesi isikhathi sabezizwe kwaze kwathi ilitshe laphuma entabeni elingaqetshulwanga ngezandla. Abakaze babeke ilitshe eliyisihloko kuleyo piramidi. Lalingaqetshulwanga ngezandla zomuntu, isandla sikaNkulunkulu esaqephula ilitshe. Liyakubona na? Futhi kuyini lakwenzayo? Latshaya isithombe khona kanye enyaweni, futhi lasiyiphohloza saba yizicucu, lasicoboza saba yimpuphu. Haleluya! Kuyini okwenza kalayo ngaleso sikhathi? Ukubuya kwalelo litshe lenyuka ibandla enkazimulweni ekuhlithweni, ngoba kwaphetha isikhathi sabezizwe. UNkulunkulu wasiphetha. Ukubuya kwalelo litshe kwakuvame ukuba labantu ababebuya lapha ebandleni, indoda encinyane lomkayo, babethatha iBhayibheli futhi balibeke phansi kwenye indawo, futhi babehamba behlabela. Oh, ngidinga lelo litshe elaligiqika eBhabhiloni, ligiqika eBhabhiloni, lihamba lapho lizingela lokho bona. Ngidinga lelo litshe elabuya ligiqika lingena eBhabhiloni. Nango elapho uKristu yilelo litshe, akazalwanga ngumuntu, wazalwa nguNkulunkulu. Ulanda ibandla elizalwe kutsha ngomoya kaNkulunkulu, ngoba amandla alelo litshe lenhloko angena phakathi kwebandla lonke njengemagnethi. Ngiyakhumbula ngokuba phezulu lapho ngikhangele lowo mtshina ngaleso sikhathi, lapho ababe bumba khona zonke zona izinto, futhi zonke lezo zicucu zensimbi zilele lapho futhi bakuthanyelela phandle. Lelo litshe elikhulu labuya ngalapho futhi lakuthatha, lelo litshe elikhulu lemagnethi futhi lakudobha konke ngoba kwakudonselwa kilo. Kumele sidonselwe kulelo litshe lenhloko. Lelo litshe lenhloko ngumoya ongcwele uKristu, futhi sonke thina silakho lokho kudonsa kukamoya ongcwele. Lapho lelo litshe lichaya isithombe, ibandla lizabalekela kulo, libuyele enkazimulweni, liza kuthathwa liye phezulu ekuhlithweni kwabangcwele, lapho ehamba kulolo suku. Manje khangela lapha, siyathola amaJuda manje bephenduka okweminyaka engaphose ibe ngamajumi amane, phose isikhathi esifanayo esabathathayo ukuya ekucithweni kwethempeli. Kubathathele phose iminyaka engamajumi amane ukuphenduka baze balayezela kakutsha elinye ithempeli, bona sikhona kanye ekucineni komgwaqo. Awu, nxa abezizwe manje asithatheni siyabona ibandla ukubuya kwelitshe, asithatheni isikhathi sokucina, sangena kukho. Siyabona manje, ngiyakholwa ngilokulotshiweyo lapha kulokho, kasiboneni umzuzu nje. Futhi umbusi ozakuza ongumphiki uKristu uza kwenza isivumelwano lamaJuda, futhi kuDaniel 7 kumbe 9:27. Futhi phakathi kweviki iminyaka emithathu lengxenye isilo siza kwenza isivumelwano saso. Ngifuna ukufika kuleyo mbayimbayi kancane. Leso sivumelwano sifuna ukuhamba, ngifuna ukuqalisela khona lapha kathesi. sinye ngasinye salezi izikhathi zabezizwe zifakaziwe ngokungehlulekiyo ngezithunywa zazo umbiko lalokho okuza kwenzakala. Isikhathi lesi lapha kwakuyisikhathi esinkazimulo, isikhathi esilandelayo kwathi kuza kubizwa khona imfundiso ezabizwa kumbe enye into ingene ethiwa izitsho zamanikolaitiya. Khona ke kwabuya into elandelayo emfundisweni, khona ke kwabuya umtshato ebandleni lamanikolaitiya lokuzingelwa kwabangcwele, yonke into yenzakala ngaleyo ndlela. Sabuya kokwalandelayo okuncinyane nje ukukhanya kwaqala, ulamandla amancinyane futhi ulebizo ukuthi uyaphila kodwa ufile. Qinisa lokho osuvele ulakho, funa ngifike ngikhuphe uluthi lwesibane. Ngokuya kwabuya uWesley emva kwalokho kanye lesikhathi sakhe, sabona khona kanye lokho isikhathi sikaWesley sasibizwa sithiwani Philadelphia. Isikhathi esikhulu, isikhathi sothando esingakazi sibe lazo, isikhathi seFiladelfia sasikhona esikhathini sikaJohn Wesley. Lapho ephuma kwangena phakathi iPentecost futhi yayibuthukuthuku. Khona ke siyabuyela futhi sithole ukuthi luhlobo bani lombiko owa uza kuza kumaPentecostali ekucineni. Kumbula munye ngamunye wabuya ekucineni kwesikhathi. Paul Ongcwele wabuya ekucineni, abanye babo bonke babuya ekucineni, Arenas Ongcwele futhi labanye babo bonke. Isikhathi somunye seleka kwesinye ziselekana futhi wakuthatha futhi waya kwesinye isikhathi kanye lakho bona. Manje siyathola esikhathini lesi kule nkanyezi njengoba silayo lapha, sile nkanyezi isithunywa. Silomuntu umbiko lo ohambayo phambili esikhathini, abantu okumele bawale, abantu boku wamkela. Futhi isithunywa salesi isikhathi sasiza kuza emandleni kaElijah kunjalo. Futhi wayeza kubuyisela ukholo lwabantwana kubo baba, alethe insali yePentecost eseleyo ibuyelo kukholo lweqiniso lwesipostoli. Manje ukholo lwesipostoli lweqiniso nxa ungalubala ebhukwini leimisebenzi uzathola ukuthi akukaze kube lesikhathi sinye lapho umuntu owake wabhaphathizwa ibizo lika baba indodana umoya ongcwele, akukaze kube lamunye wabo owake wafafazwa. Kwakungela lokukodwa kwalezi izinto esilazo zisenzakala lamuhla ezibizwa ngokuthi Pentecost ezake zenzakala ngemuva le. Babe lezi bonakaliso ziqiniso lomoya kaNkulunkulu phakathi kwabo, lo ngokungaphusisi kwakuyindodana kaNkulunkulu isebenza labo. Lumuntu owayefanele abuye phambili, lumbiko bengisitsho lo owawuzakuza wawuzakuba njengo-Elijah. U-Elijah wayezakuza kathathu. Manje wena uthi ukuthi uJohane umbhaphathizi wayengulo mfo nxa unanzelela uJesu wathi kwakunguJohane umbhaphathizi owayeyisithunywa sikaMalaki 3, hatshi uMalaki 4. Khangelani, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami. Ngiyacabanga uMateyu 11:6 khona phansi, lapho uzakuthola khona uMateyu isahluko 11. Manje kodwa kulezi insuku zokucina kuzakuza umoya kaElijah phakathi kwabantu futhi uzakwenza into efanayo abayenzayo ngemuva le. Imvelo yakhe izakuba yinto efanayo, imvelo yebandla, imvelo yomuntu izakuba yiyo kanye into efanayo. Futhi lo mbiko uphuma phandle zama, wayezakuzondwa ngabantu, uzakuzonda abafazi abangaziphathiyo kungenani ababi. Uzathanda inkangala enyukubele, umfo ohlala ezondile sonke isikhathi, njengalokhu Elijah ayeyikho futhi njengalokhu uJohane ayeyikho futhi siyibonile yonke linto igcwaliseka. Nxa sibe lombiko sibona uKristu elahlwa, fanele ube ngomunye walezi inhlanganiso. Kungenjalo awungeke ungene phakathi kwabo. Ngakho yena uphoselwe ngaphandle, bona uKristu angeke asebenze phakathi kwabo. Uyini umKristu? Inhlanganiso yesonto iphi ongena kuyo? Kangila engingena kuyo asingeke sikusebenzise. Bona ulahliwe kunjalo, bona ulahliwe kanjalo. Lo Elijah walahlwa futhi la kanjalo uJohane walahlwa, kodwa ini kwaba limaza na? Kwalimaza umbiko wabo na? Bona bathi olina
bontamo lukhulu bakuthulula phezu kwabo abakhekhelezanga baya khona phambili futhi umbiko kaNkulunkulu uzaqhubekela phambili kungelani lokuthi ubani utheni bona kuze kube sekupheleni futhi lapho lokho okumiselweyo kuzakuthululwa phandle futhi sisekugcineni manje siyazifumana manje eminyakeni engamajumi amane okuphenduka kusukela ngempi yokuqala yomhlaba futhi amaJuda asebuyele elizweni lakubo uNkulunkulu akaze asebenze lo-Israyeli aze abe selizweni lakhe manje liyakhumbula lapho amaJuda ebuyela wona amaJuda ayesuka phansi kwamanye amazwe futhi iLuke magazine yanika indatshana yakho ngabala okwaqunywa kwelinye iphepha eyinye imagazini yezenkolo okuthi lapho bezona indizamthina zahamba phansi lapho ukuyothatha amaJuda lawa khona phansi e-Iran futhi kangikwazi bonke lapho ababekhona nje behlakazekile phansi manje boni ngamaJuda eqiniso labo abangazange babe lethuba manje mfowethu nanso inkulungwane yakho elikhulu lamachumi amane lani lapho singena kuzambulo 11 liza kubabona wathi kulezizwe ezilichumi lambili zikaGadi izizwe ezilichumi lambili zikaAsheri izizwe ezilichumi lambili zikaRubeni izizwe ezilichumi lambili futhi zonke zazime ngapi entabeni iSinai amaJuda esebuyele elizweni lakibo nampo belapho babe yibo labo ababengayisilo iqembu lamamenemene aseWall Street hathi mnumzana kwakungumJuda weqiniso futhi lapho lurabi umdala esima phandle lapho futhi ebona le indizamchina isehla kuna amaJuda lakubala khona kumagazini babe lokhu besalima ngamakhuba esigodo futhi lapho bebona lento ihlala phansi phandle lapho babengakubhoda lo rabi omdala wamaphandle lapho futhi wathi khumbula umprofeti wethu wathi lapho sibuyela elizweni lakithi siza kuthwalwa sibuyiselwa empikweni zengqulu izizwe ziyehlukana uIsrayeli uyavuka izibonakaliso abaprofeti abazikhuluma ngaphambili sesilungiselela ukuchaya lelo viki lesikhombisa labo ngicabanga ngokwami ngimile phandle ngale lapho mfowethu Petrus ethumela wona ama-testament amancinyane futhi wawabala bathi awu nxa lo kungumesiya ngasimboneni esenza isibonakaliso somprofeti nxa engafanga uyaphila bathi wavuka njalo uyaphila ebandleni lakhe ngasimboneni esenza isibonakaliso somprofeti futhi siza kumkholwa amaJuda ahlezi ekholwa bayakwazi uMesiya wayeza kuba ngumprofeti futhi lapho ngisima phandle ngale kumfowethu Agambride ngalolo suku endaweni lawo maJuda emile lapho bathi woza nje endaweni yethu abantu bethu ngathi sibili ngingathokoza ukubuya ngenza nje isinqumo ngokuphangisa ngafika eCairo eGipite ngobunye ubusuku lapho ngibona leyo ndizamthina isehla phansi lapho eCairo yangikhumbuza ngakho lapho sibuyela emuva lapho futhi ngangile tikiti lami ukuya ko-Israyeli babeza kuhlangana lami ngathi hamba uyebuthanisa inkulungwane ezindutshwane zabakhokheli balethe phandle endizamchineni kwenye indawo sizabona ukuba ulokho engumprofeti kumbe hatshi amen awu ngasiboneni lokho aza kwenza oh lokho kwakukhona nje esandleni sabo yikho lokho ababe kufuna nxa babengabona lokho ababeza kukholwa ngakho kuyini engakwenzayo ngafika phansi lapho eCairo futhi ngaqala ukuya phezulu khonale ngase ngile tikiti lami phose imizuzu engamachumi amabili esikhathini sokubizwa enye into yathi hathi kathesi inkezo yobubi yabezizwe ayikagcwali okwakathesi ama-Amori awakagcwaliseki hlala phandle kwalapho ngacabanga mhlawumbe ngikucabangile lokho futhi ngaya ngemuva kwalapho okuhlala khona indizamchina futhi ngakhuleka wathi hlala kude lalapho kathesi khona-ke ngathatha itikiti lami futhi ngahamba kwenye indawo angizange ngihambe ngoba ihola alikafiki manje ukuba yisikhathi siphi leso uNkulunkulu aza kuvumela amaJuda lawo ukuqala ukusebenza labo njalo angeke ngilitshele angikwazi akula muntu okwaziyo lokho kodwa lalela Nxa u-Israyeli esevele eseselizweni lakubo, konke sokulungele. Wonke amadwala ayadojwa futhi ukuthelezela amanzi lento yonke uNkulunkulu ayithembisayo. Bathola imithombo lezinto lapho lezifudlana ezinkulu ezivulekileyo ukuthi indawo enhle kakhulu ongakaze uyibone. Bale dolobho elakhiweyo khonale, bale ndawo yokuthelezela, bale lizwe elihle elingaba khona emhlabeni khonale. Futhi siyathola khona elwandle olufileyo kulama kemikali amaningi eneleyo ukuthenga umhlaba wonke bona. Yonke into isiwele esandleni sabo. Bakwenza njani? Ngoba inhliziyo kaHitler yenziwa lukhuni, inhliziyo kaMussolini yenziwa lukhuni, njengenhliziyo kaFero yenziwa lukhuni. Futhi bebaxotsha bebabuyisela kulelo lizwe. Futhi okweminyaka engamashumi amane bebuyela elizweni lelo. Manje lapho bahlala belindele ibandla labezizwe liseLaodikeya ekupheleni kwesikhathi seLaodikeya. Nxa amaJuda eselizweni lakubo sebevele bekhonale, futhi ukuhlubuka kwabezizwe sokuvele kwathatha indawo. Futhi silowo mongameli onjengalo esilayo, silelizwe selaphukile njengalokho esilakho, silamabhomba awe-atom elenga okuhlala khona indizamchina, silebandla elibuthukuthuku, silebandla abantu labo abazisondeze ndawonye, silenkonzo efana nalenkonzo kaJesu Kristu, ukwamukela ilitshe lapho lisiza, kuyini okuseleyo ukwenzakala. Kungaba loba yiwuphi umzuzu, akusela okunye okuseleyo. Sisesikhathini sokugcina. Oh dumo, angazi loba ngiza kwenelisa ukungena kuleyo jubhili kumbe hatshi, kodwa nje ngifuna ukuba ngilethe ingxenye yakho kini kungenani. Lalelani, ngabe bangaki abakubonayo kathesi? Liyabona lapho umbhalo ofakaza khona ukuthi amaviki angamachumi ayisikhombisa ayeyiminyaka engamachumi amane lesificamunwemunye. Liyabona lapho amaviki angamachumi ayisithupha lambili ayeyiminyaka engamakhulu amane lamachumi amathathu lane. Liyabona lapho amaviki ayisithupha lesificamunwemunye, khona-ke kwakuyini na? Amakhulu ayisicamunwembili la iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisicamunwembili lantathu iminyaka engamakhulu amane lamachumi ayisicamunwembili lantathu kuze kube yilesi isikhathi. Liyabona lapha umbusi owaqunywa khona, bona uthatha iminyaka engamachumi amane amaJuda ukugcina bengena endaweni yabo lapho uNkulunkulu athi khangela lapho lapho abezizwe asebebuye kuyo yonke into esathi izakwenza, lapho hatshi thina esathi kuzakwenza, lokho iBhayibheli eyathi kuzakwenza, lokho iBhayibheli elathi lizakwenza. Kweza khona phansi kulesi isikhathi sokugcina, futhi okweminyaka engamachumi amane lawo amaJuda abebuyela phakathi lapha elungiselela uNkulunkulu ukwenza khona kanye lokho akwenzayo lapha. Baphuma ngaleyo ndlela futhi bangena ngaleyo ndlela, futhi u-Israyeli usebuyele elizweni lakubo. Manje uNkulunkulu uzaqala nini iviki labo lokugcina? Nini? Kungaba lamuhla, kungaba ilanga lingakajoni lobu busuku, uNkulunkulu uza kumemeze ukuthi kunini? Angikwazi kodwa ngiza kuletha enye into lapha manje ngemizuzu emilutshwane, futhi angikwazi loba liza kukholwa kumbe hatshi, kodwa ngifanele ngikutsho kungenani. Ngiyakholwa siselizweni lakithi, amaJuda aselizweni lakubo, sisekucineni kwesikhathi, silungiselele ukuhlithwa. Ukuhlithwa kuyabuya, ibandla liya phezulu, siyahluthunelwa phezulu ukuhlangana laye emoyeni. Siyakwazi sonke lokho. Ilitshe elaqetshulwa entabeni selilungele ukubuya loba yisiphi isikhathi, futhi lapho lisiza kuyini elikwenzayo? Liyasusa isikhathi sabezizwe, sekuphelile konke, futhi uNkulunkulu usechiya ngokugcweleyo ukusebenza kanye labo. Ongcolileyo makahlale engongcolileyo, ongcwele makahlale engcwele. Bona kuyini akwenzayo-ke? Uyathatha ibandla lakhe abagcwaliswe ngomoya ongcwele. Kuyini ukungcola? Zintombi ezileleyo, futhi labo ababuyayo ukwahlulelwa khona phakathi lapha. Siza kuthola lokho kwenye imephu lapho siqhubekela phambili ngaleyi lapho ebuya esihlalweni esimhlophe sokwahlulelwa futhi emele ahlulelwe ngabahlengiweyo. UPaul wasitshela ukuba singasi udaba emthethwandaba ngoba abangcwele baza kwahlulela umhlaba, kunjalo sesise sikhathini sokugcina lapha manje kulungile futhi phakathi kwali viki manje nanka amachumi ayisikhombisa manje nxa lawa ayeyiminyaka eyisikhombisa sibili linye lalinye lamaviki futhi sesivele saba lamaviki angamachumi ayisithupha lesifica munwe munye khona ke silesikhathi sabezizwe futhi siyazi sisesikhathini sokuphela kwesikhathi sabezizwe khona ke kuleli lodwa elinye iviki eliseleyo kumjuba kunjalo na futhi leyo yiyo kanye iminyaka eyisikhombisa nxa lokho kwakuyiminyaka engamachumi ayisikhombisa leyo yiminyaka eyisikhombisa ngoba wathi kulamaviki angamachumi ayisikhombisa amiselwe phezu kwabantu bakho ngakho siyazi sile minyaka eyisikhombisa kumajuda kunjalo na manje kukhangele nxa kulombuzo ngifuna ukuba wazi bona manje futhi phakathi kweviki phakathi kwaleli viki lamajuda bona leyo yiminyaka iminyaka emithathu lengxenye umphiku Kristu umbusi umbusi ozakuza futhi kumbula uphuma eRoma umbusi ozakuza uyini upapa umbusi phakathi kwabantu ozakuza kuza kuphakama uFero ongamaziyo uJosefa. Manje lina maprotestanti lithi awu manje lokho yikho kodwa umzuzu nje siyathola ukuthi amaprotestanti alenhlanganiso enza umanyano kwamabandla umfanekiso wesilo futhi uhamba kanye labo futhi siyathola lapha ukuthi amaJuda ayabizelwa kulumanyano yebona umzana futhi bayavuma futhi iBhayibhelathi bakwenza futhi wenza isivumelwano kanye labo phakathi kweviki lamachumi ayisikhombisa wephula umphiku Kristu uyephula isivumelwano sakhe lomJuda abantu bakho ngani futhi siyabala kuzambulo 11 ukuthi ngizathumela longu 11 uza usondela ku 19 manje ukuthi uzathumela abaprofeti bakhe ababili futhi baza profeta kuleso sikhathi futhi ke baza zondela abaprofeti laba futhi bababulale sibili kunjalo na futhi imizimba yabo efileyo izalala esitaladeni ngokomoya esithiwa yiSodoma leGomora lapho inkosi yethu eyabethelwa khona eJerusalema kunjalo futhi balala lapho okwensuku ezintathu lobusuku futhi emva kwensuku ezintathu lobusuku umoya wempilo uzakuza kubo futhi baza kuvuswa futhi baye enkazimulweni ingxenye yokwejumi kwedolobho yawa kuleso sikhathi kunjalo na bona kuyini lokho phakathi kweminyaka leyi yokugcina engamajumi ayisikhombisa lapho ibanda lisiya phezulu khona ke kube sekusiba nomanyana intombi ezileleyo Methodist, Baptist, Presbyterian, nePentecost ebuthukuthuku bonke babo ndawonye belomanyano
okuyikuthi sebevele babalohlelo lwabo olukhulu manje futhi lapho bekwenza baza kwenza isivumelwano
futhi awu manje lupapa omutsha esilaye kathesi ufuna ukubangenisa bonke phakathi kakiyiboni linto ibuthana na ngizanika inkulumo ngakho futhi ngibangenise bonke okokuqala okwamakhulu lamakhulu lamakhulu eminyaka inkulungwane yeminyaka kumbe ezimbili osokwake kwenziwa kodwa manje uza kubangenisa bonke phakathi ndawonye futhi enze umanyano futhi phakathi lapho amajuda aza kwamkela.
Oh mina bo tumo haleluya indumiso ibe kuNkulunkulu wethu lo ophila kuze kube nini nini lanini nanko ke manje mfo wethu kulula njengomntwana omncinyane engakubona umanyano wokuletha amajuda lamaprotestanti lekatolika ndawonye futhi khumbula kuyini laba abaprofeti ababili abaza kwenza lapho besiza lesi isilo lumbusi ozahlakaza amandla abantu abangcwele uza kwenzani uza kwephula isivumelwano sakhe labo emva kweminyaka emithathu lengxenye uza kubaxotsha
Manje abantu bacabanga ukuthi isikhomanisi. Lokho ngokuba wena nje umoya kaNkulunkulu awukasebenzi lawe okwamanje. Akusiso sikhomanisi inkolo. IBhayibheli lathi kuza kuba seduzane kuze kukhohlise abakhethiweyo uqobo nxa kungenzeka. UJesu watsho njalo, bona sisekucineni. Manje abaprofeti laba ababili baza kwenzani? NguMose lo-Elijah abazavuka enkundleni bazatshela lawo majuda iphutha labo. Futhi phakathi kwalelo qembu lamajuda elikhona kathesi kuza kuba le nkulungwane elikhulu lamajumi amane lani. UNkulunkulu uza kubabiza ngabaprofeti laba. Kuyini na umoya ka-Elijah usuke kuleli bandla labezizwe uza kuqhubeka khona ungene kulelo bandla lamajuda? Uya kungena phakathi futhi ubize uMose kanye laye. Haleluya, liyakubona na? Futhi uza kuthumayela umbiko ofanayo wePentecost kulawo majuda ukuthi bayala uMesiya. Amen, liyakubona na? Kuza kuba ngumbiko wePentecost ofanayo lowo la majuda azawuthumayela kubo, futhi bazawazonda lawo majuda kakubi baze bababulale, futhi bazondwa izizwe zonke. Futhi phakathi kweviki, ngoba babevuse abakhulu abalamandla inkulungwane elikhulu lamajumi amane lane, babe lomoya ongcwele, futhi mfowethu ukhuluma ngokwenza izimangaliso bazenza. Bamisa amazulu futhi alizange line ensukwini zesiprofeto sabo. Bachaya umhlaba ngezifo kanengi ngokufuna kwabo. Banikeza izinhlupheko layo yonke into. Bazabanika amaRoma lawo indlela enzima yokuhamba, kodwa ekucineni bazabulawo. UNkulunkulu wethu nguNkulunkulu owesabekayo lapho ezondisiwe. Kodwa khumbula lokho, kungale kuviki yamajumi ayisikhombisa, futhi ibandla lisenkazimulweni. Amen. Idili lomthimba liyaphambili. Yebo. Manje nanzelela, yikho lapho esimbona khona ephenduka ethempelini le-millennium ngangapha ekupheleni kwesikhathi samajuda abagcotshiweyo. Nangu esiza egade ibhiza elimhlophe, labo abalandelayo bephezu kwamabhiza amhlophe, ibhiza amandla. Begqoke okumhlophe igazi kumbe isembado siqanyizwe egazini kulotshiwe phezu kwakhe ilizwi likaNkulunkulu. Uza njengomnqobi olamandla, yebo mnumzane, ukumisa imillennium, ukuza ethempelini dumo. Lapho uhlangana laleyo nkulungwane elikhulu lamajumi amane lane. Manje emva kwalelo viki lamajumi ayisikhombisa lapha, iviki lamajumi ayisikhombisa. Lokho kuthatha indawo ngeviki lamajumi ayisikhombisa kwelesithathu. Phakathi kwalo uyalephula ngoba ubulala abaprofeti ababili abangamaPentecostal numzana, labo abachaya umhlaba. Futhi mfana uyaqalekisa lelo bandla, futhi uyalichisa ngomlilo. Futhi ngani? Siyakuthola khona lapho labakhweli bemikhumbi bemile bethi maye maye lelo dolobho elikhulu elingapheliyo leRoma lize ekupheleni kwalo ngehola linye. Ladatshulwa laba yizicucu. UNkulunkulu uyakwazi ukuthi enze njani izinto. Futhi enye yengilosi yakhangela ngalapho futhi yathi, ngani igazi labo bonke abafela uKristu latholakala kuye.
Ngokukhohlisa kwakhe ephuma phandle lapha ehlela, futhi esenza lonke lolu uhlobo lwento, futhi engcolisa ibandla, futhi waletha lezo zinto phakathi lapho, futhi babulala bona kanye ababezama ukukusekela, futhi bazama ukubakhupha phandle.
Dumo, angazi, ngizwa sengathi ngiqhubeke ngihamba. Bona, kawuthokozi na ngokukhanya kwendodana? Uhamba ekukhanyeni kwendodana. Sesingaphi mfowethu? Kuhola lokugcina. Kungenzakala loba yisiphi isikhathi. Silapha. Umbiko usuphumele kubandla lokugcina, ibandla elayala uKristu walo. Amajuda aselizweni lakubo okwebanga elide lesikhathi, iminyaka engamachumi amane. Idolobho elitha selakhiwe. Bakhangeleni na uMesiya ozayo? Kuza kuba nini na? Angikwazi. Lapho lelo litshe lithaya isithombe, lapha akasekho, sekuphelile konke ngaleso sikhathi. Manje nanzelela lapha phakathi kweviki insuku ezintathu lengxenye, iminyaka emithathu lengxenye. Bengisitho, uyephula isivumelwano, futhi abangele umhlatshelo lomnikelo leyo abaza kuba sebevele sebeyibekile. Ngoba baza kubiyela futhi bathi, manje khangela, lina lonke lingamabandla, lingamukelwa kulumfanekiso wesilo, liza kuba lobudlelwano. Sizakhupha isikhomanisi, siza kusithanyelela phandle isikhomanisi sonke, indlela yonke, phandle bona, futhi bangakwenza bona futhi baza kwenza. Kodwa manje khangela, futhi, wabeka kulokho, ukukhonza kwansuku zonke le mihlatshelo kuzaphenduka edolobheni lapho ithempeli lisakhiwa kakutsha. Futhi lumbusi ozakuza phakathi kwaleli viki uzakwephula isivumelwano sakhe futhi asuse le minikelo. Yathi uzacitha, uzakuyicitha futhi lokho azakwenza futhi kuzakuhlala kuze kube sekupheleni. Futhi nanzelela laphezulu kophiko lwamanyala ukwenza incithakalo. Uphiko lwamanyala kuyini amanyala? Ukungcola bona. Ukwenza incithakalo kuyini lokho? Ukukuqeda uphiko lwalokho, ukuqeda lokho. Bona uphiko lwamandla lawo eRoma, ukunqoba zonke intombi ezileleyo, amaJuda lakho konke. Sonke sizakuba ngamaRoma, kungenjalo asisoze sibe yilutho. Uza kwephula isivumelwano sakhe phakathi kweviki laphezu kophiko lwamanyala. Nxa kwakungamanyala ngesikhathi sikaJesu, lapho iRoma ize lapho lemfundiso yabo yamanga, kuzakuba yiRoma njalo, kuzakuba ngamanyala njalo ebandleni. Ukwenza incithakalo futhi kuzakuqubeka kuze kube sekupheleni. Kuyini azakwenza na? Uzakuquba kuze kube sekupheleni, lokho yikuphela. Manje amaJuda lamaRoma lesiProtestanti, lokho kuyintombi eleleyo, baza kuzibambanisa ndawonye ngesimo somanyano wamabandla. Futhi kuza kuba njengoJesu watsho kuMateyo 24 futhi lakuzambulo 13:14. Asitholeni isambulo 13:14 sibone kuyini bengilakho kubhaliwe phansi lapha, ukubona kuyini 13:14 kulungile mnumzane. Futhi sakhohlisa abahlala emhlabeni ngezibonakaliso zalezo zimangaliso esazinikwayo ukuthi sizenze, ukuhlanganisa amabandla lawo. Phambi kwesilo sisithi kubo, labo abahlala emhlabeni, mabasenzele umfanekiso isilo leso esasilenxeba lokufa ngenkemba futhi sasila. Manje siyakwazi kungela kuthandabuza ukuthi leso silo sasingubani. Amandla lawo ayelenxeba lokufa kodwa aphila. Kwakulapho iRoma yesiyedeni yabulawa. Le Roma ephansi kukapapa yathatha indawo yakho. Lapho amandla esiyedeni abulawa futhi amandla kapapa athatha indawo yawo. Manje izambulo 13:14 uJesu kuMateyo 24 wabaxwayisa ngakho umfanekiso wesilo. Pauli kwabase Thessalonika besibili isahluko 2 indima 3 lo 4, asikutholeni sibone uPaulu lokho akuchoyo lapha ngakho umoya ongcwele omkhulu kulowo umprofeti omkhulu wenkosi, sibone lokho akuchoyo ngakho ngosuku lokucina kuThessalonika wesibili isahluko 2 kuyilokho. Kulungile nomzana, futhi siqale ngendima yesi 3, ngiyakholwa kuyiyo. Kulungile, asibaleni kathesi, lalelisisani wonke umuntu. Bangaki abakukholwayo ukuthi uPaulo wayegcwaliswe ngomoya ongcwele. Amen, khangelani lapha. Ngakungabi namuntu olikhohlisayo, langayiphi indlela, ngoba lolo suku kaluyi kufika, ngaphandle kube lokuhlubuka kuqala. Uzama ukukhupha phandle kwekhanda labo ukuthi uyabuya khona lapho. Wathi kumele kube lokuhlubuka ebandleni kuqala, bona kuza kulesi isikhathi seLaodikiya. Nalowo muntu wesono embulwe, indoda yesono, ukungakholwa kumoya ongcwele, ukungakholwa kwambulwe, indodana yokulahlwa, njengalokho uJudas ayeyikho umphathisikhwama webani. Lo ophikisana lokuziphakamisa phezu kwakho konke lokho okuthiwa nguNkulunkulu, kumbe lokho okukhonzwayo, ukuze kuthi yena njengoNkulunkulu ahlale ethempelini likaNkulunkulu. Fowethu, ngabe kulomuntu emhlabeni ngaphandle kweVatican okwenzayo lokho kungaphi na? Manje hambani khona, lapha kuzambulo 13 futhi ngilitshengise ukuthi lindoda ihlezi edolobheni edolobheni futhi idolobho lihlezi phezu kwentaba eziyisikhombisa futhi inombolo zesilo ngamakhulu ayisithupha lamachumi ayisithupha lesithupha kulotshiwe ngesilathini ngenhlamvu zamabala esiRoma kungamakhulu ayisithupha lamachumi ayisithupha lesithupha nguVicaris V. Philidei okuyikuthi esikhundleni sendodana kaNkulunkulu esihlalweni sikaPapa futhi isihlalo sakhe silomqele okathathu futhi ngawukhangela umqele ngema eduzane njengesandla sami esiyikho ebusweni bami njengalokho futhi ngabona umqele ocecisiweyo kaPapa khona lapho eVatican ngokwami ngama futhi ngawukhangela ngibe leqiniso ukuthi ngiyazi lokho engangikhuluma ngakho uyaphikisa ngokwakhe phezu kwakho konke okubizwa ngokuthi uNkulunkulu bonke abantu abalobu uNkulunkulu ungcwele ukwedlula bonke uhlezi ethempelini likaNkulunkulu ezitshengisa nje ukuthi unguNkulunkulu ethethelela izono emhlabeni lokunjalo liyazi sibili uPaulu wathi lokho kuhlubuka kumele kubuye kuqala leyo ndodana yokulahlwa iza kwembulwa ngalikhumbuli na ukuthi lapho ngise lani ngalitshela lezi izinto oh ngingathanda ukuba ngabe ngangihlezi lapho ngisizwa uPaul ethumayela lokho lalingasoze yini ngingathanda njani ukumlalela oh mina bo manje kuyini aza kwenza umfanekiso wesilo abaseTesalonika besibili manje lalelisisani kathesi lilalele sibili ibandla lase livele lisizwa ukubuya kukaPapa kuyini na ukuphela kwaleso sikhathi sebandla uPauli babona linto yesiNikolaitiya iphakama babeza kwenza umuntu ongcwele kube yini uPapa umhlaba futhi lezikhulu kwase kunabele ebandleni futhi kuguqula uhlelo lokukhonza uPaul elomoya ongcwele wayekubambile lokho emoyeni futhi ibandla lamaklasi alo lezikhulu abantu abayizikhulu lokunjalo ukuthi babona kwakulenye into ebuyayo futhi umoya ongcwele wayebaxwayisa ngensuku zokucina alikhumbuli ukuthi uJesu wakhuluma ngakho njani ukwenza kwamaNikolaitiya lokho okwagcina kusiba imfundiso futhi ke kwaba inhlanganiso bazalwane asikho ebunyameni manje khumbula bona nanku silapha ukwenza kwamaNikolaitiya inhlanganiso iqalisa ukungena izikhulu eziphakemeyo futhi emabandleni lokunjalo khona ke kwabumbeka ukuba libandla leKatolika futhi uPaulo wathi akungeke kube lesikhathi sokuphela akungeke kube lesikhathi kuze kuthi ukuhlubuka entweni eqotho ukholo lwePentecost ukholo lwePentecost luzakusuzwa futhi izikhulu zizakungeniswa phakathi baza kuba lo muntu ozathatha indawo kaNkulunkulu abekwe ethempelini likaNkulunkulu futhi aphikise yena ngokwakhe phezu kwabantu bonke njengalokho futhi khona bona kuyini nikhawu ukunqoba ibandla bona konke okubizwa ngokuthi uNkulunkulu uzahlala ethempelini lakhe likaNkulunkulu njengoNkulunkulu uPaul wathi kuza kuba lokuhlubuka kuqala ensukwini zokucina futhi nanku silapha khona lapha kathesi futhi sibona lokhu kuhlubuka futhi sibona ibandla lisiya kude lakude lakho futhi libuyela emuva kanjalo futhi sisesikhathini sokucina kulungile manje nxa amavika ngamachumi ayisithupha lesifica munwe munye echaya ngokupheleleyo futhi lamajuda aselizweni lakubo kathesi futhi isikhathi sebandla labezizwe sesichaye khona kanye esikhathini sokucina esikhathi samaNikolaitiya kumbe esikhathini seLaodikeya kuseduze okunganani ukubuya kwenkosi isiphetho sezinto zonke isiphetho sesikhathi lesi lokuhlwithwa isikhathi eqalisa lelo viki lamachumi isikhombisa kumbe iminyaka isikhombisa ibandla selihambile liyakubona nabangani phakamisa isandla sakho nxa ukubona bona manje masingabi ngabantwana masingadlali njalo futhi sisesikhathini sokucina enye into ilungiselela ukwenzakala sisekucineni nanku silapha lawa mavidi angamachumi ayisithupha lesifica munwe munye achaya ngokupheleleyo ukuhamba kwamajuda kuchaye ngokupheleleyo isikhathi sebandla sithaye ngokupheleleyo sisesikhathini sokucina isikhathi sokucina isikhathi sebandla leLaodikeya isiphetho saso izithunywa ezinkanyezi zonke sezathumayela umbiko yazo sokuhambile siyageleza nje amaJuda abe phenduka okweminyaka engamajumi amane baselizweni lakubo kuyini okuzalandela ukuza kwelitshe nanko silapho kuza kwenzakala ngasiphi isikhathi angikwazi kodwa mfowethu kimi ngifuna ukuba ngilungiselele ngifuna ukuba le mpahla zami zonke zilungele manje sithole nje sile nje imizuzu nje emlutshwane kakhulu futhi ngifisa lingalalela lithule kathesi okomzuzu ngesikhathi eqala iviki lamajumi ayisikhombisa kumbe iminyaka eyisikhombisa ibandla selihambile manje lalela ngiyacaphuna njalo ngiyaphinda ukucaphuna ukuze lingakhohlwa lokhu yikho umoya ongcwele akubeka phezulu kwempensele yami lapho ngibhala sisesikhathini seLaodikeya uKristu uyaliwa libandla lakhe uqobo inkanyezi yalesi sikhathi umbiko usuphumile futhi u-Israyeli uselizweni lakhe liyabona lapho esikhona sisekucineni manje umutsho owodwa nje kumbe emibili konke lokhu manje esikubonayo kuza sisiza ngomusa wakhe lapho sizama ukusondelela lezi mpawu eziyisikhombisa zokucina uyabona lapho esasingabe sikukhuthekhoni kusukela kuzambulo 6:1 kusiya kuzambulo 19:21 besizabe sikweqile ngoba bona sizabe sizame ukukuletha njalo lapho kulesi sikhathi sabezizwe lapho liyabona kungapha kulesi sikhathi bona manje sikufakazile khona ngelizwi likaNkulunkulu futhi ngembali langento yonke langezibonakaliso zezikhathi ngezinsuku ukuthi akula okunye okuseleyo sisekupheleni kwabezizwe kuyini kuyini esiza kwenza ngakho kungumphefumulo wami lo mphefumulo wakho kuyimpilo yami lempilo yakho kuyimpilo yabathandekayo bethu sidodoziwe kakhulu sibe lezinto ezininge kalula kungangcono siqale ukuhamba isikhathi sesiphele ukwedlula indlela ocabanga ngayo khumbula nje manje isitsho esithintayo sibili nxa ufuna ukukubhala phansi lalesisa ngiyacela lo ngumutsho wami wokucina okulandela wona ngilento encinyane lapha nje emva kwalokho inothi elincinyane engifuna ukukhuluma ngalo manje phumula nje okwesikhatshana futhi lilalelisise ngiliphe into emangalisayo ukungena khona kulokho bona akula ngitsho uhlonzi bengqamu phakathi kwesiphetho salesi sikhathi lokubuya kukaKristu yonke into akusela olunye ulutho oluseleyo u-Israyeli engabe esesezweni lakubona siyakwazi lokho sisesikhathini seLaodikeya na ngabe umbiko wesikhathi sePentecosti le sewaphuma ukuzama ukunyikinya abantu babuyele esibusisweni sakuqala sePentecosti na ngabe sonke isithunywa sadlula esikhathini khona nje into efanayo ngabe izizwe zimelana lezizwe na izifo ngabe kulendlala elizweni lamuhla ibandla leqiniso lithayela amakhulu amamayila lidinga ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu kungesiso sinkwa kuphela kodwa okokuzwa ilizwi likaNkulunkulu lapho kwabuya indlala ngani siphila khona phakathi kwakho khona lapha kathesi liyabona lapho esikhulu silindele lelo litshe isijo esimangalisayo kusukela ngesikhathi uNkulunkulu esenza isithembiso kuAbrahama lingakweqi lokho kusukela ngesikhathi uNkulunkulu esenza isithembiso kuAbraham Genesis 12:3 kwaze kwaba isikhathi uKristu ephikwa ngo-AD 33 ngamaJuda ngokuya kwabaseGalatiya 3:16 lo-17 futhi la ngokuya kwelika-Asha USHER imilando ka-Asha yamaHebheru amandla kaNkulunkulu aye lamaJuda khona kanye iminyaka engamakhulu alithumi lesificamunwe munye lamathumi amahlanu lane uNkulunkulu wasebenza lamaJuda iminyaka engamakhulu alithumi lesifica munwe munye lamachuma amahlanu lane ngokuya kwemilando yamaJuda futhi langokuya kwabaseGalatia 3:16-17 ngileminye imibhalo eminenge kodwa ukupha lowo nje khona ke emva sebelahle uKristu wabuyela kwabezizwe ukuthatha abantu okwebizo lakhe lifuna umbhalo kulokhu indawo imisebenzi 15:14 manje sibala isikhathi siyathola ukuthi silakho khona kanye lalela iminyaka elithubi lesikhombisa eseleyo futhi siza kuba lesilinganiso sesikhathi esifanayo esiphiwe kithi njengo uNkulunkulu esebenza lathi emandleni kamoya ongcwele kusukela ku-AD 33 kuze kube 1977 isilinganiso esifanayo sesikhathi seminyaka engamakhulu alithubi lesifica munwe munye lamachumi amahlanu lane uNkulunkulu usebenza lathi ngokufanayo lalokho akwenzayo lamaJuda kukanjani lokho manje bhala phansi ebhukwini lakho umbhalo omncinyane lapha engifuna ukulinika wona uLeviticus 25 uqala ngendima 8 uNkulunkulu wabizela iJubilee wonke umnyaka wamachumi amane lesificamunwe munye umnyaka wamachumi amahlanu kwakuyiJubilee siyakwazi lokho siyakuzwisisa lokho kusukela kuJubilee yokuqala kaLeviticus 25:8 ngo-1977 kuza kuba yiJubilee yamachumi ayisikhombisa usenza khona kanye iminyaka eyizinkulungwane ezintathu amakhulu amane lamachumi amathathu Jubilee kutsho ukuya phezulu ukukhululwa Oh silindele ukubuya kwalolo suku olukhulu oluthokozisayo lwemillennium lapho inkosi yethu ebusekileyo izakuza ihlwithe umlobokazi wayo olindeleyo Oh umhlaba uyabubula ukhalela lelo langa lokukhululwa okumnandi lapho umsindisi wethu ezaphenduka emhlabeni njalo Likutholile lokho na uNkulunkulu usebenza lathi khona kanye isilinganiso sesikhathi esifanayo laleso asebenza laso lamaJuda kusukela ngesikhathi anika uAbraham isithembiso kuze kube yikwaliwa kukaMesiya ngo-AD 33 kwakuyiminyaka engamakhulu alithumi lesificamunwe munye lamachumi amahlanu lane futhi kathesi leminyaka elithumi lesikhombisa eseleyo Sasi lephose amakhulu alithumi lesificamunwe munye lamachumi amathathu lokunye sileminyaka elithumi lesikhombisa eseleyo kuze kube ngu-77 kuza kuba yiJubilee yamachumi ayisikhombisa kusukela ekuqaliseni kwamaJubilee futhi kuza kuba yini oh mfo wethu khangelisisa kathesi ungakweqi kuza kuba yiJubilee yokuya phezulu komlobokazi wezizwe futhi lokuphenduka kukaKristu kumaJuda lapho bephuma ebugqilini amen alikuboni kusukela emhlabeni wonke babuthane lapho okosuku lolo oh mina bona lapho esikhona asikwazi ukubana yisikhathi siphi okungenzakala ngaso sisesikhathini sokucina manje lalelani yini abakudala phakathi la ebandleni ebelilapha okwesikhathi eside ngifuna ukuthi linandzelele olunye ulutho angizange ngikufunde lokho kwaze kwaba yizolo ngakuthatha kwezimbali uPaul Boyd futhi ke futhi ngikulandelele khona ngemuva embhalweni ngathatha lezi ezinye insuku lapha lokunjalo futhi ngakuthola futhi ngakuquba ngakulandezela manje ngo-1933 lapho sikhonzela lapha ethempelini lemasonic lapho iChurch of Christ emekhona lamuhla ngeyinye ikuseni kamabasa ngangingakasuki ngekhaya nganginikela imota yami ngathola imota yohlobo lwe 33 futhi nganginikela emsebenzini wenkosi futhi embonweni ngabona isikhathi sokucina manje nanzelela ukuthi lokho kuthinta kanjani emuva le lapho ngisasengumfana nje futhi ungakucabanga lokho uhlobo lwemota ka 1933 eyayikhangeleka njengakho manje lokho eyayikhangeleka njengakho futhi ngaya khona ethempelini lemasonic lapho abanye benu abakudala phakathi lapha liyakhumbula kulotshwe phansi ephepheni elidala ngekhaya sokuvele kudindiwe futhi kwahamba umhlaba wonke bona Lokho kwakungo 1933 futhi ngabikezela ukuthi kuza kuba le ngozi enkulu ezakwenzakala kule United States ngaphambili kumbe ngomnyaka ka 1977. Bangaki abangikhumbulayo ngikukhuluma lokho. Khangela isandla sibili. Manje khangela labikezela izinto ezisikhombisa lezo ezazisendleleni yoku kungakabi lokuphela lokhu okukhulu kumbe into enkulu eziza kuthatha indawo lapha e-United States enye into embi enkulu. Ngathi manje khumbula lokhu kungaphambi kokuba kuqale ngathi siza kuya empini yesibili yomhlaba. Bangaki abakhumbulayo bengizwa ngikukhuluma wothini amen kulungile. Impi yesibili yomhlaba ngathi umongameli lo okhona kathesi ngakukopa lokhu embhalweni omdala owayekhona into yakudala izolo. Ukuthi umongameli lo esilayo kathesi lo owayekhona bangaki abakhumbulayo ukuthi kwakungubani? Franklin D. Roosevelt. Ngathi umongameli esilayo kathesi uzakhankasela le temu yesine wayekwe yokuqala lapho uza khankasa aze afike kutemu yesine futhi liza kungeniswa empini yesibili yomhlaba. Ngathi untando kayiphikiswa manje ophakamayo e-Italy ongumusolini uza kuza emandleni futhi uza kuya e-Ethiopia futhi i-Ethiopia iza kuwa ezinyaweni zakhe. Kulabantu abahlezi lapha kathesi abakwaziyo ukuthi kule qembu labantu elabuyayo futhi lama lapho ngangi lomhlangano wami eRedman's Hall phansi lapho ngalobo busuku lapho ngangimele ngehle lapho ukuyajumayela lokho Redman's Hall futhi babeza ngixothela ngaphandle kwesakhiwo ngokutsho into enjalo. Yebo yebo Nkosikazi Wilson ngiyazi kunjalo lapho ngikhuluma lokho. Kodwa wakwenza na? Kodwa ngathi uza kuza ekuphetheni okuyangisayo futhi wakwenza. Yena lo mfazi owayegijima laye bagenqulwa futhi balengiswa entanjeni esitaladeni inyawo zabo ziphezulu izigqoko zabo zilenga phansi kulungile. Lokho kwagcwaliseka. Futhi ke ngase ngisithi abafazi bavunyelwe ukuvota okuyisinengiso esipheleleyo phezulu kwesizwe. Futhi ekuvoteni ngolunye usuku bazakhetha umuntu ongayisuye futhi bakwenza lokho kulolu khetho lokugcina. Mina bo okwesine ngathi isayensi izaqhubeka ngendlela yokuthi hathi lapha lokho ngokwesithathu lingixolele nanko kulandelayo lapho okwesine ngathi impi yethu iza kuba le Germany futhi baza kwakha indawo yekonkili enkulu futhi bazivikele phakathi lapho futhi amamelika aza kutshaywa okwesabekayo. Usomandla uNkulunkulu uyakwazi ukuthi nguye engime phambi kwakhe kathesi. Ngabona amanazi azimeleyo ekhahlela amamelika njengalokho lezinto kulowo mduli. Futhi kulabafana abaningi abamileyo lapha kathesi labo ababe kuleyo Siegfried Line abakwaziyo lokho okwakuyikho. Futhi khumbula leyo kwakuyiminyaka elithumi lanye iSiegfried Line ingakakhiwa. UNkulunkulu uqinisile ulokho esakhuluma izinto ngaphambi kokuba zenzakale na? Khangela lokho kwakungokwesine. Manje into yesihlanu, isayensi izaqhubeka ngendlela yokuthi baza kwenza imota engasoze idinge ukuchayelwa ngesidrayivo. Futhi izimota zizaqhubeka ukubunjwa njengeqanda kuze kube sekupheleni isikhathi sokucina. Ngabona imuli yemelika isehla phansi emgwaqweni endleleni ebanzi begade emoteni emihlane yabo iflathele lapho isidrayivo okumele sibe khona. Kwakungathi babe dlala idrafuti kumbe amakhasi. Futhi sesilayo ikutelevision popular science mechanics bengisicho bonke balakho sesilayo imoda ilawulwa nge-remote nge-rada. Abadingi lokuba lesi drive kiyo ubeka isichayiso kanje njengalokhu uchaya ifoni yakho futhi imota yakho iyakuhambisa khona kukho. Angeke ichayelele kumbe enye into akula ezinye imota. Imagnet ifuqela ezinye zonke khatshana lawe. Bona balayo mina bo cabanga ngakho. Kwabikezelwa iminyaka engamajumi amathathu kungakenzakali.
Manje lokho kuyasiletha khona ke ekukhethweni kukamongameli Kennedy futhi imota le isiza enkundleni kuletha izinto ezinhlanu phakathi kwezikhombisa esezenzakele khona kanye manje ngabikezela futhi ngithe ngabona umfazi omkhulu esima ekhangeleka emuhle egqoke okuphakemeyo sibili kobukhosi okuyibubende futhi ngafaka izibaya ezimileyo ezincinyane phansi lapha wayengumbusi omkhulu e-United States mhlawumbe ibandla lekatolika umfazi omunye umfazi othile angikwazi ukuba kuza kuba libandla lekatolika angazi angeke ngitsho into kuphela engayibonayo ngabona umfazi yikho kuphela kodwa lesi isizwe somfazi isizwe lesi sinombolo chumila ntathu kusiprofeti kule midwa elichumi lantathu inkanyezi ezilichumi lantathu waqala amazwe alichumi lantathu chumi lantathu chumi lantathu yonke into lichumi lantathu ubonakala kusahluko 13 sezambulo lakanjalo ulichumi lantathu futhi uyisizwe somfazi imithethwandaba yemedika yokucitha imchato iletha ukucithwa kwemichato okuneyi ngabafazi bethu kulazo zonke ezinye izizwe imbeko elizweni lethu iphansi lokucitheka komchato kula lokho okuyikho eFrance kumbe eItaly lapho isihule sisestaladeni ngakho kodwa bangamahule abethu ngabafazi abachadileyo abazama ukuphila lamadoda amanenge futhi lamadoda amanenge athetheyo ezama ukuphila labanye abafazi ezizweni lapho abalesithembu khona kungcono ngokuphindwe kankulungwane futhi kukanti isithembu sibi siyakwazi kodwa kutshengisa nje ukuthi sehliselwe phansi okunganani ngithole isiqephu phezulu lapho esiphume ephepheni lapho okwatshengisa khona ukuthi lapho abafana bethu bemelika besiya ngaphesheya kolwandle kulimpi yokucina ukuthi abe dlula ngiyakholwa wakuphose kube ngamaphesenti angamachumi ayisikhombisa ngani manje manini okomzuzu ngiyakholwa wakungobuthathu phakathi kokune abahamba phecheya kolwandle baliwa ngabafazi babo bengakaphenduki futhi isihloko sendaba sakho esikhulu sithi kuyini okwenzakeleyo ngembeko yabantu bethu bemelika liyakhumbula likubona lonke liyakukhumbula ngiyathemba kuyini okwenzakalayo ngembeko yabafazi bethu bemelika na amafekithali besebenza le lamanye amadoda yisizwe sabafazi kuyini azakuba lakho uNkulunkulu wesifazana kumbe uNkulunkulukazi manje khona ke emva kwalokho ngajibilika futhi ngakhangela futhi ngabona le United States ibhebha njengelahle amadwale ayesedutshuliwe futhi kwakubhebha njengenqwaba yomlilo ezigodweni kumbe enye into ekulumathisileyo futhi ngakhangela kude engangibona khona futhi wayesedutshulwe futhi ke umbono wangichiya okuhlanu phakathi kokuthathu sokwenzakele kumbe okuhlanu phakathi kokuyisikhombisa bengisitsho sokwenzakele futhi nanku kusiza ngalapho futhi kutshengise futhi ke ngabikezela angizange ngithi inkosi yangitshela lokhu kodwa ngimile ngalokho kusa ebandleni ngathi indlela inqubo ngabuyela ekucineni komunye umduli wabo futhi ngagijima ngisiya ekucineni komunye umduli ngathi indlela inqubo ehamba ngayo ngizabikezela ukuthi isikhathi angazi ukuthi kungani ngikhuluma kodwa ngibikezela ukuthi lokho konke kuzakwenzakala phakathi kwakathesi 1933 lo-1977 futhi ngingakwazi uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami angizange ngibe kwazi kwaze kwaba yizolo ukuthi u-1977 ijubilee futhi khona kanye inani elifanayo lesikhathi laphela lelo alinika u-Israyeli futhi lento yonke ekucineni ngakho sise futhi nanku silapha sisekucineni kwesikhathi ekungeneni kweviki lamachumi ayisikhombisa asikwazi ukuba isikhathi siphi ibandla eliza kube selihambile oh mina bo kuyini esingakwenza bangani singapi liyabona lokho esiyikho manje liyazwisisa iviki lamachumi ayisikhombisa kaDaniel manje bona manje lapho singena kulezi mpawu lezi siqaqa impawu lezi olokuqala luyeza umgadi webhiza elimhlophe futhi ulenda ndili esandleni sakhe khangela ukuthi lo ndoda ngubani khangela lelo bhiza elili
kanu emva kwakhe bonke khangela ukuthi ngubani futhi khangela ukuthi bangena njani phakathi khangela leyo nkulungwane elikhulu lamajumi amani lane ingena khangela leyo ntombi eleleyo lapho isiza khona ke khangela zonke lezi izinto zithatha indawo ukuthululwa kwezitsha omaye imimoya emithathu engcolileyo njengamaxoxo khangela lezo zinto ukuthi zingena njani kulezo zifo khona kanye lapho zithululwa zonke isikhathi uPaul uvuleka isifo siyathululwa futhi ukubhujiswa kubuye futhi khangela lokho okuthatha indawo manje ekugcineni futhi oh khangela abaprofet laba abathathu kumbe laba ababili abaprofet lapho bevuka lapho futhi phakathi kweviki bayaqunywa njengalokho futhi ke kuqale impi yeAmagedon khona ke uNkulunkulu aqale ukukhuluma ngokwakhe khona ke uyama futhi aqale ukulwa bona abaprofet bachaya umhlaba bathumayela ibizo likaJesu Kristu babhaphathiza ngendlela efanayo benza into efanayo leyo amaPentecostal okuqala obaba abakwenzayo labanye abanengi bayabalandela kodwa labo abamanyanayo leyo nhlanganiso yehla khona phansi futhi lamandla alabo baprofet awazange akwephule futhi ekucineni bathi siza kwenza konke kube inhlanganiso eyodwa futhi ulethani phakathi kuyini amanyala isiRoma ukuhlakazisa into yonke leyo eyenza incithakalo amanyala enza incithakalo uthatha into yonke ukungcola kumbula umama omdala oyisebe owahlala phezu kwesilo egqoke okubomvu njengalokho elamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilichumi liyakukhumbula lokho na futhi wayelenkezo esandleni sakhe yokungcola kwamanyala akhe kwakuyimfundiso yakhe ayeyibeka ebantwini futhi nanko silapho bazalwane bami sisesikhathini sokucina bantwana abancinyane asingeke sibe kwazi singekela ukuphila size siphenduke njalo lobu busuku singeza ke siphile ukuba sibonane njalo angazi kodwa isiphetho siseduzane kakhulu isiphetho siseduzane kakhulu nanku umbhalo bukhona njengempela ngokupheleleyo ubufakazi obusembhalweni manje nxa kulenye into ongazange uyizwisise ngiyibhalele inoti futhi ungazise ngakho bona khuluma enye into abanye beni bazalwane phandle lapho kumathepu kwezinye indawo nxa kulenye into engingalisiza ngayo ngaziseni ngingekela ukuvumelana lana futhi ngingekela ukuvumelana lenhlanganiso yakho hathi wena kodwa uhlelo lwenhlanganiso yakho angiphikisani labantu beKatolika angitsho ukuthi angithandi abantu beKatolika angithandi abantu benhlanganiso akusikho lokho ngiyathanda abantu bonke kodwa angivumelani lalelo hlelo olukugcina ubotshelwe phansi yikho lokho uhlelo lwakho yikho ngangingamelani leGermany kwakuyisinasism ngangingamelani lama-Italia kwakumelana lesifasism futhi khumbula ngenza esinye isibikezelo ngaleso sikhathi isibikezelo nje futhi abaningi benu lina abangabakudala liyakukhumbula ngathi kulezi jobelelo ezintathu ezizama ukubamba emhlabeni lamuhla fascism nasism lesikhomanisi futhi ngathi zonke zizaphetha zikusikhomanisi khona ke ngalenza nje ukukuphinda njalo bekani amehlo eliphezu kweRussia liyakukhumbula lokho bekani amehlo eliphezu kweRussia uzacina ekusikhomanisi futhi ke konke kuzaphelela ekugcineni kusikatolika khumbula konke kuzaphelela kusikatolika esikhathini sokucina yikho kanye sibili lapho kusempini yeAmagedon khona ngangapha phakathi lapha lapho uKristu esiza ngokwakhe kodwa abaprofeti laba abathathu le iminyaka emithathu lengxenye bengisitsho leyo yizambulo 11:3 selayibala izikhathi eziningi ngiyanika amandla kubafakazi bami ababili futhi baza kuprofeta insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha kungaki khona insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha na iminyaka emithathu lengxenye futhi ke bazabulawa esitaladeni khona phakathi kwaliviki yamachumi ayisikhombisa ngakho liyabona lapho amaviki angamachumi ayisikhombisa kaDanyeli ukuba angaphi na liyabona lapho esiphila khona sisekupheleni bangani bami abathandekayo sisekupheleni insuku
izizwe ziyehlukana. U-Israyeli uyavuka, izibonakaliso abaprofethi abazikhuluma ngaphambili. Nanku sesilapha, insuku zabezizwe zibaliwe. Lapha kugcwele ngokwesabisayo. Buyelani olina elihlakazekileyo kwabakini, asihlabeleni.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Oh, minabo, akumangalisi lokho na.
Nations are breaking, Israel awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O disperse, to your own.
Manje ndawonye.
A day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Mangili hlabelele indima encinyane.
False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
Hallelujah.
They're making some third person.
Bamenza umuntu wesithathu. Ngiyakwazi lokho. Kodwa akanjalo, unguNkulunkulu wethu.
But we'll walk where the apostles have trod.
Amen.
For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Alithokozi na. Sibiyele embikweni mfowethu. Sibiyele kwakuqala. Sibiyele ePentecost. Sibiyele kusibusiso esiqotho. Sibiyele ebizweni likaJesu Kristu. Sibiyele kubhaphathizo lukamoya ongcwele. Sibiyele kuzibonakaliso lezimangaliso. Sibiyele ePentecost. Kude lenhlanganiso. Sibiyele kumoya ongcwele. Ungumfundisi wethu.
For the day of redemption's drawing near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Isn't that wonderful?
Akumangalisi lokho na. Umprofeti wathini, kuza isikhathi lapho okuza kuba khona, awungeke utsho ukuthi ibusuku kumbe imini, khangela ukuthi kube kunjani, bona okubi kakhulu, kuzikhathi zebandla.
But it shall be light in the evening time, the path to glory you will surely find, in the waterway is the light today. Buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in.
Hallelujah.
These evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
Hallelujah.
It shall be light
Sonke ndawonye.
In the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today. Buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. For the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Hach abathathu kodwa abamunye. Sibiyele embikweni, sibiyele ekuqaleni, sibiyele kulokho uPaul akufundisayo, sibiyele ekubhaphathizeni, abaphaphathiza ngakho. Wabona abantu bebhaphathizwa ngenye indlela, wabatshela ukubana
babuye babhaphathizwe njalo futhi. Wathi nxa ingelosi ibuya ivela ezulwini ichumayela olunye ulutho makuthi abe ngoqalekisiweyo. Ngakho sokuphendukile embikweni njalo mngani, isikhathi santambama. Oh, ngiyamthanda kangako, alimthandi lani na? Bangaki ababonayo iviki likaDaniel lamachumi ayisikhombisa kathesi, futhi libona lokho iviki lamachumi ayisikhombisa eliyikho? Bangaki abakukholwayo? Uthini? Amen, amen, udumo lube kuNkulunkulu. Manje yini into elandelayo? Impawu eziyisikhombisa kathesi siyangena khona kizo lapho inkosi ivumela. Kuza kuba nini lokho? Angazi nje loba nini lapho akwethula khona. Khona ke siza kungena phakathi kwakho. Khona ke siza kuba lo mude umhlangano omude, ngoba kuza kuthatha kusukela kusahluko 6 kusiya ku 19 ukungena kukho futhi lokuphuza engiyikho ngakho. Manje angifuni umuntu ahambe engazwisisi lokho. Itape ilokhu idlala, angifuni umuntu ukuba engazwisisi. Lingehluleki ukuzwisisa manje futhi lithi umfo wethu Branham wathi uJesu uzabuya ngo-1977. Angizange ngitsho into enjalo, uJesu engabuya lamuhla. Kodwa ngibikezele ukuthi phakathi kuka-33 lo-77 enye into izathatha indawo, ukuthi izinto lezi engazibona zigcwaliseka embonweni zizathatha indawo, futhi ezinhlanu zazo sezivele zathatha indawo. Futhi ngiyakholwa lezi zinto zama-atom esilazo kathesi, futhi libonile lokho umongameli wethu akuchoyo. Ufuna enye impi? Ufuna ukwenza umzekeliso ngeBerlin? Wathi wayefuna ukwenza umzekeliso kuthiwani ngeCuba lapha emuva komnyango wethu? Kungani singenzi umzekeliso ngalokho? Kuthiwani ngalokho? Oh, umbhedo onjalo, bona. Oh, mfowethu, sisekucineni nje, baza kuye. Kuzaphuma nje ngendlela uNkulunkulu akhuluma ukuthi kuza kuba ngayo. Ngakho kuyini kuncedani ukwenza ulutho kodwa ukubala nje lokho akuchoyo, futhi lokuqonda, lokulungiselela, futhi umvumele yena abuye? Khona ke sikulindele.
We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand.
Bangaki asebelungiselele? Phakamisa isandla sakho. Oh, mina bo, asiphakameni nje futhi siqawulane izandla omunye lomunye.
Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Coming back will be the answer to earth's sorrow and sigh, for the knowledge of the Lord shall fill the earth, the sea is bound. God shall take away all sickness and the suffering here we lie, after Jesus shall come back to earth again.
Oh, mina bo, alizwa kahle na? Cabangani bangani, leyi Pentecost, khonzani leyi Pentecost? Asiqakazeni izandla zethu siyihlabele bantu be Pentecost. Wonke umuntu manje khululekani, kuphani lokho kwenza kwe Methodist kwakudala phandle kwenu kathesi. Wozani, asiyihlabeleni.
Oh,
iBhayibheli litsho njalo. Ngiyamthanda na, kulungile, ngiyamthanda, ngiyamthanda. Tate Gibbs, oh, asiphakamiseni izandla zethu kuye. Ngapi khona lapha eCalvary.
Thank you.